umkhuhlane ongajwayelekanga sibili womntwana ukukhunjulwa ngokubalekileyo lokho kusa emkhulekweni ngakho sifuna sibili ukwenza lokho oh dokotela kabakwazi lokho ngisho bawanika olunye uhlobo lwebizo kodwa ngicabanga babumba nje elilodwa ukunikeza ngabazange babekwazi ukuthi kwakuyini futhi kodwa uKristu uyakwazi ukuthi kuyini ngingakutshela ukuthi kuyini kungudevele lokho yikho udevele bizobani abafuna ukumupha ngani lokho kukibo kodwa lokho yikho ayikho bona umoya omubi manje masithi sonke endawonye kanye kanye kathes kholwa kuphela wonke umuntu wozanini khona lapho kathes kholwa kuphela kholwa kuphela zonke izinto ziyenzeka kholwa kuphela kholwa kuphela kholwa kuphela zonke izinto ziyenzeka kuphela inkosi izakusilisa sisi lasikhulekeleni inkazana kathesi lapho sikhothamisa amakhanda ethu baba wethu osezulwini ukhangeleka angenelisi ukukususa engqondweni yami inkazana encinyane lapho iya ungothandekayo womunye umuntu uyisidalwa sakho futhi uSathane uyaphanga impilo yobutsha bakhe ngiyakhuleka ukuthi ebizweni likaKristu ukuthi uzamisa isandla sokufa ubuyiselo leso sitha wena Nkosi lo ungenza ulwandle olubomvu lube ngumduli mhlangothi zonke futhi unike abantwana bako Israyeli ilifa lakho uhambo oluvikelekileyo elwandle futhi kusiya ezweni lesithembiso uNkulunkulu siyakhuleka lamuhla ukuthi uzabuyisela emuva zonke izinqabelo futhi uvumele umntwana aphile kuphiwe kithi ukucela futhi njengeqembu labantu bekholwa kuwe siyacela ebizweni likaJesu kukho ukusila komntwana amen namhlanje kungenhliziyo ethokozayo ukuthi ngibuya kini njalo ebizweni lenkosi uJesu ngifike masinyazana nje ngikhaya ngivela eLouisiana ngicabanga mhlawumbe nga ngingafika lapho ungakabi isonto ngingaba lesikolo sesonto
futhi ke umkhathi ubuchisa kubi lapho ukuthi thina lokho kungaba phakathi laphakathi kupholile lokho kusa kule Louisiana
ubungeke uhlale esakhiweni esinjengalesi kunge lafeni eLouisiana umoya uyabe umele uqandiswe funa uqaleke futhi ke ngize ukuze ngithole nje ukuphumula okosuku kumbe ezimbili andakuba ngisuke khona manje ngisiya enyakatho saskashwane iviki elizayo futhi lapho kuphezulu ePrince Albert lokho yilapho okungena khona imigwaqo emhlabeni uvela kolunye uhlangothi lapha yonke indlela emhlabeni ungasela imigwaqo futhi ngakula lutho kuphela amaIndia lama Eskimo angemva ngaphakathi usudlule lapho esiya khona kulesi sikhathi ngakho silabantu abanele abaza kuba kulowo mhlangano bevela kuyo yonke iKhanani abanye babo bazabuya bevela okhunjini lwentshonalanga bona bathi abezayo futhi ngiyafisa sibi imikhuleko yenu bantu ukuthi uNkulunkulu uza kuhlangana kanye lathi futhi asiphe owedlulisileyo ophuphumayo umhlangano omkhulu wenkazimulo yakhe sokube iminyaka phose emine kumbe emihlanu selokho ngaba seKhanani futhi ngilabangani basebukhosini lapho abangabantu abahle sibili futhi ke bathembeke kakhulu ukuya ebandleni kungelandaba ukuthi kuqanda okunganani bayazithandela ngengubo ukuthi bahlale esileyini futhi bechayele ibhiza okwamamayila angamachumi amathathu ukuthola ukuya ebandleni. Babehamba eziqabeni zeqa futhi lakho konke. Abancane labadala bonke bayabuthana ndawonye futhi enye imuli ithathe enye futhi bese beqala ukuhamba futhi bahambe. Kuyi kuzinikela lokho abakwenzayo. Yikho okubangela ukuba bathole okuningi enkonzweni. Lapho kungela kuzinikela kakula okuningi enkonzweni. Ufanele wehle phansi sibili futhi wenze enye into leyo ezwisa ubuhlungu sibili. Ufanele ubeke eceleni ezinye izinto futhi umise umsebenzi futhi wenze lokho kumbe lokhuya ukuthola ukuya ebandleni futhi utshengise uNkulunkulu ukuthi uyamthanda futhi uzinikele ukuhamba kulapho ke othola enye into kukho khona kunjengabantwana bami nje uBilly Paul. Ngacabanga ukuthi ngiza angizange ngithole ulutho lapho ngisasengumntwana. Umama wayejwayele ukuthola mhlawumbe isaka elilodwa leziwiji futhi wayelinganisa ezimbili kumbe ezintathu iziqephu komunye lomunye. Mhlawumbe okwekhisimusi sasithola impembe encinyane kumbe umbhobho omncane wokudlalisa kumbe enye into. Futhi ngangibona abanye abantwana belezi leyila mabhayisikili lezinto, izigqoko ezinhle, lamajazi akhudumalayo. Futhi kwangenza ngizwe kubi sibili ngathi nxa ngingaba labantwana bami ngiza kuba yenzela yonke into engiyenelisayo. Awu, ngingathanda ukulamba ukuze ngitholele abantwana bami ulutho. Futhi lapho ngihlala, lapho uBilly esasengumfana omncinyane nje, ngangimtholela ibhayisikili elilamavili amathathu. Futhi ngimtholela into yonke. Futhi uMida wayezama into yonke ukunikela impahla zakhe futhi lezinto ukumtholela ulutho. Kodwa uyazi lokho, esaqala ukukufumanisa ngamtholela ibhayisikili elincane lamavili amathathu futhi lendandili elincane lomtshoko la yonke into. Ngimthola ele spoon kumbe isigodo phandle egumeni langemuva egebha kwenye indawo. Ubona, ngathi abalandelayo ngabayi kuba njalo. Bona, ungapha nje umuntu yonke into esandleni sabo. Kabakufuni into okumele uzinikele kuyo. Futhi yiyo indlela usindiso oluyilo, yikuzinikela okupheleleyo kuyikho mfo wethu Roy. Kungumnikelo okufanele uwenze nsuku zonke, into yokusondela duzando nkulunkulu lokwenza ulutho. Futhi ngiyazi kungumnikelo kini lonke lokho kusa. Lihlezi kulesi isakhiwo esichisa lapho sihlezi lapha kasigcineni ingqondo zethu emnikelweni umkhulukazi lowo abantu abake bawunikezwa ukuwenza lowo kwakungu Jesu Kristu lapho walaywa ukuza emhlabeni ukuze afe endaweni yethu. Hathi lokho kuphela, kodwa umphefumulo wakhe wehlele esigogweni futhi waba lapho okwensuku ezintathu lobusuku. Futhi ngosuku lwesithathu wavuka futhi manje wenyukela phezulu ehlezi ngokwesokunene sikaNkulunkulu ezulwini esenza ukusicelela phezu kokuvuma kwethu ngokwemhlawulo yakhe lomusa wakhe lowo onikezwe kithi. Manje phezulu phakathi phezulu le lapho esiyakhulu kuza kuba labantu abanele abadubekayo sibili bazafanele bathengise enye yezinkomo zabo ezimbili kumbe ezintathu zezimvu zabo kumbe enye into bathole ukubuya emhlanganweni. Umskimo omdala mhlawumbe uzaletha ezinye zezikhumba zakhe futhi azithengise lokhu ayezifuna okwemuli yakhe ukubana aze. Umhwebu womindiya uzafanele enze okufanayo. Manje sesingabakhulekela laba bantu ngezake sikwenze futhi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abanike into enkulu. Manje kuyachisa, kangifuni ukuligcina isikhathi eside futhi ngifuna thina lokho kusa silungise ingqondo zethu singakabi nje lomkhuleko wabagulayo phezu kwebandla lesimo salo. Futhi manje ngizwa ukuthi insuku ezilutshwane ezedluleyo ukuthi umbiko ebandleni wanikezwa kimi eShreveport, Louisiana. Futhi ngiyakholwa kwizimo zebandla. Futhi siza kukhangelana loNkulunkulu ngaso lokhu kusa.
futhi ngikhuleka futhi ngicela uNkulunkulu ukusiza. Angihlosi ukulanda ngendlela efanayo, kodwa ukucela uNkulunkulu asisize kulolu suku esiphila kulo. Futhi nje anduba leli libhayibheli elihle lidala, kodwa nje phakathi lapho kukhona indikimba yempilo elaphakade. Futhi khumbula, ilizwi linguNkulunkulu. UNkulunkulu kedluli ilizwi lakhe, futhi lathi kasedluli amazwi ethu. Futhi nxa sisenza, ngoba manje wena lami ekumeni okwahlukileyo umqondo, sonke singathi oh, ndiza kwenza into ethile. Siyakutsho lokho enhliziyweni zethu, kodwa izimo zingaphakama ukuthi asingeke senze lokho esikukhulumileyo ukuthi siza kwenza. Kodwa uNkulunkulu angeke enze lokho, ngoba akala mkhawulo, futhi uyayazi yonke into, futhi layo yonke into eyakhe yaba khona leza kuba khona kumbe. Ngakho angeke enze isitsho ngaphandle esazi ukuthi engasisekela. Futhi uAbrahama lapho eseleminyaka elikhulu yobudala, wabiza lezo zinto ezazingekho njengokuthi zazikhona. Manje ngikhuluma lokhu njengesikhuthazo kulabo abaza kukhulekelwa abagulayo. UAbrahama wabiza lezo zinto ezazingekho njengokuthi zazikhona, ebala ukuthi yena lo owenza isithembiso wayesenelisa ukukwenza kumbe agcine lokhu ayekuthembisile. Manje lapho uNkulunkulu etshela u-Abrahama, lapho eyisithupha amachumi ayisikhombisa lanhlanu, futhi uSera emachumi ayisithupha lanhlanu, ukuthi babeyakuba lo mntwana ngani, konke kwakungeke kwenzeke. Futhi wakukholwa lokho, futhi wakhangelela umntwana, futhi wabala umntwana njengokuthi usekhona okweminyaka engamashumi amabili lanhlanu anduba umntwana abuye. Futhi u-Abrahama wayeselikhulu lapho umntwana ezalwa, futhi uSera wayengamachumi ayisificamunwemunye ngoba kwamkhulu. Futhi waiza izinto ezingekho njengokuthi zazikhona. Manje lokho kungokwabagulayo labahluphekileyo abaza kukhulekelwa. Kungelani ukuthi inhlupho zakho ziyini, loba uya luhlobo bani lwesifo olaso, ngabe umubi kanganani. Lapho samkela uKristu ilizwi lakhe, khona-ke busubiza izinto ezikhona njengokuthi zazingekho nxa ziphambene lelizwi likaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu wathi umkhuleko wokholo uzaphilisa abagulayo. Awu, nxa uNkulunkulu wakutsho lokho kuyaqeda indaba. Ngakho kasibekeni ingqondo zethu amathemba, futhi senze njengokuthi sokuvele kwenziwa. Lokho vele sokuqediwe lapho sikwamukele. Usindiso yindlela efanayo. Siyakukholwa, sikwamukele, sikukholwe phakathi enhlizweni zethu, size phambi kaNkulunkulu, futhi simamukele uKristu njengomsindisi wethu, futhi simamukele. Nxa ulapha lokho kusa, futhi uyisoni, futhi ungasindiswanga, futhi ufuna ukusiliswa, uyagula, qala udinge iNkosi. Mamukele njengomsindisi wakho, khona-ke leso sifo siza kuya siphuma. Loba yini okuyikho, beka nje umcabango wakho wonke entweni yonke ola phezu komuntu ogcweleyo uKristu Jesu, enye yonke into izalunga. Ngakho manje gcina ingqondo zakho kulokho, ngoba ngikhulumela omazwi amalutshwane kulabo abagulayo labahluphekileyo. Ngakho ngizakhuluma lokho kusa kulo ibandla lesimo, ngoba ngizwa ukuthi lanxa usiliso lukaNkulunkulu lumangalisa, kodwa lapho ngiseShreveport ngaba kuphela phose lezintathu inkonzo zokusilisa lapho ngisasephansi, lapho ezintathu kumbe mhlawumbe ezine ngobunenge phakathi kwezinsuku ezilithumi lanye. Kuqakathekile kakhulu ukuchumayela emphefumulweni yabantu kulokubeka isikhathi esinenye ekusilisweni kukaNkulunkulu. Lanxa abantu abagulayo labalendingo uNkulunkulu angabasilisa, futhi khona sokuvele kwaqiniswa umhlaba wonke jikelele ukuthi uyakwenza. Kodwa into enkulu kathesi kungumphefumulo lo ongasoze ufe. Umzimba uza kufa, kodwa umphefumulo kawusoze wafa. Futhi kufanele sigcine leso silinganiso, futhi siqondile kanye loNkulunkulu. Ngihlala ngikutsho lokho, ngifuna yonke into yenziwe, ngoba lapho ngisiza phansi emfuleni lokho kusa, kangifuni uhlupho lapho. Ngifuna ukuba letikiti lami esandleni sami, ngilindele ibizo lami.
futhi ngifuna ukuthi njengoPaulo wendulo mfowethu Krich ngiyamazi emandleni okuvuka kwakhe ukuthi lapho ebiza kwabafileyo ngizokuphuma kibo. Ngifuna ukuba mazi emandleni okuvuka kwakhe. Ngakho manje lo ongumlobi webhuku kasikhothamiseni amakhanda ethu lenhliziyo kuye okwesikhatshana nje. Futhi uNkulunkulu baba wethu siza kuwe kathesi ukucela ukuthi uzavula ilizwi lakho kithi. Singaphendla amapheji kodwa kuphela umoya ongcwele ungavula ilizwi. Ngakho livule lona lokho kusa kithi ba futhi usinikeze thina okwedlulisileyo kobunenge bomusa wakho. Silinde kuwe ukuthi makuthi umoya ongcwele ungene elizwini futhi usilethele ngendebe zomuntu usiya enhlizweni zabantu futhi makuthi alithathe lona futhi alibeke kuyo yonke inhliziyo njengendingo esilayo. Futhi lapho inkonzo isiphelile, silungele ukuphendukela emakhaya ethu. Siza kukhothamisa amakhanda ethu ngokuzehlisa futhi sikuphe ukubonga lodumo. Ngakho konke lokho esikufundileyo, ngawe lalokho osenzela khona ebizweni lika Kristu siyakucela. Amen. Ukubalwa kwelizwi kuJohane onqe isahluko 1. Lina elilamabhayibheli futhi lithanda ukubala kanye lami kumbe likubhale phansi okwesihloko. Futhi sizabala isihloko kuvela elizwini. Futhi ke ngasikhuleke futhi lokuthi umoya ongcwele uzathatha indikimba ivela elizwini ukusinika yona. Singayibala thina esenelisayo ukuyibala. Singakubala khona kodwa uNkulunkulu kuphela ongaletha indikimba yendaba. Isahluko singabala ngoba kulilizwi lakhe. Kodwa ke indikimba kufanele inikezwe nguNkulunkulu. Manje kuJohane ongcwele isahluko 1. Futhi kasiqaliseni ngendima 28. Futhi sibale sisehla kusiya kweyesi 32 sigoqela. Lezi zinto zenziwe ngaphesheya kweJodani lapho uJohane ayebhaphathiza khona. Usuku olulandelayo uJohane wabona uJesu esiza kuye futhi wathi, khangelani iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zomhlaba. Futhi nguye lo ebengisitsho ngaye ukuthi emva kwami buyeza umuntu owayekhona phambi kwami ngoba wayekhona kuqala kulami futhi lami bengingamazi kodwa yena kodwa ukuze abonakaliswe ku-Israyeli. Ngakho ke ngizile ngibhaphathiza ngamanzi. UJohane wafakaza esithi ngibone umoya usehla uvela ezulwini njengejuba futhi wahlala phezu kwakhe. Ngifuna ukubala lokho njalo leyo ndima yokucina indima. Futhi uJohane wafakaza esithi ngibone umoya usehla uvela ezulwini njengejuba futhi wahlala phezu kwakhe. Manje makuthi inkosi ingezelele izibusiso zayo elizwini kunalizame ukubamba ilizwi lonke nxa singenelisa. Ngiyangizwa kahle ngale emuva. Kulungile, ngiyangizwa emuva lapho. Nxa lingizwa, phakamisa phezulu isandla sakho. Lokho kuhle. Manje ngifuna ukukhuluma kini lokho kusa ngomfanekiso ngenye indlela ukuthi loba umuntu ongaluqobe ngisho lasesontweni phakathi lapha uza wenelisa ukuzwisisa. Manje siza ebandleni ukuzenza sibe ngcono. Siza ukuzozenza abantu abangcono, amaKristu angcono, izakhamizi ezingcono, obaba abangcono, omama abangcono, omakhelwane abangcono. Siza ngoba uKristu usitshelile nxa singabuya sicela loba yini ebizweni lakhe. Lapho sibuthene ndawonye sibanengi okungaba ngababili kumbe abathathu uza kuba lathi futhi uza sipha khona. Ngakho kuyini okungaba ngokunye njalo okungaba ngcono kithi lamuhla kulokuba wazi ukuthi sisebandleni ukuze sizenze ngcono ukwandisa ukuzwisisa kwethu. Bangaka bazakuthi lokho yikho engulandileyo lapha. Ake siboni. Ngifuna ukuzwisisa okungcono. Futhi asingeke, sibe lokuzwisisa okungcono ngaphandle futhi nxa siza kuba lokuzwisisa kukaNkulunkulu. Kufanele kuphume elizwini likaNkulunkulu.
For the word is what God gave us to feed our hungry souls.
Ngoba ilizwi yilo uNkulunkulu asipha lona ukondla imphefumulo yethu elambileyo. Futhi umoya ongcwele wathunyelwa ukuthatha ilizwi likaNkulunkulu futhi lokusondla ngelizwi. Uyabona, thina umoya ongcwele uthunywe uvela kuNkulunkulu ukuthatha ilizwi likaNkulunkulu futhi lokunikeza kithi lapho thina silendingo. Manje ngiyathokoza kakhulu ukuthi uNkulunkulu wenza indlela njengalokho. Ngalithokozi na ukuthi uzasondla. Sizimvu zedlelo lakhe. Sizakhuluma ngalokho okwesikhatshana. Imvu futhi siyisidalwa esikathathu sikaNkulunkulu. Futhi lapho engaba lokubusa okugcweleyo phezu kwethu, angasikhokhela futhi asihole.
It's so please God.
Manje kwathokozisa kakhulu uNkulunkulu ukuthi lapho ethumela uJesu emhlabeni ukuthi kwamthokozisa ukumfanekisa njengenyamazana. Futhi inyamazana leyo kwakuliwundlu.
Way back in the beginning in the Garden of Eden in the foreshadows of the coming.
Emuva le ekuqaliseni ensimini yase-Eden emathunzini okubuya kukaJesu, uNkulunkulu wanikela kumbe wayeliwundlu ukuba ngumnikelo oyisibambiso emathunzini okubuya kukaKristu. Manje ngihlezi ngimangala kungani ukuthi uNkulunkulu wayefanekisa uKristu njengenyamazana, njengesilo.
But we come to find out that the lamb,
kodwa siza ukufumana ukuthi iwundlu, isizathu wakhetha iwundlu. Iwundlu limnene futhi lithambile kuzo zonke izidalwa ezikhona emhlabeni. Ngakula lutho olungaba mnene futhi luthambe ukwedlula iwundlu elincinyane. Limsulwa, alizinakakeli ngokwalo. Galila buqolo, yisidalwa esincane esimnene lesithambileyo. Futhi lapho uNkulunkulu wayeza kufanisa uKristu emhlabeni, wamfanisa ngewundlu. Manje kodwa lapho uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu uJehova wayeza kuzifanekisa ngokwakhe evela ezulwini, wafanekiswa ngendlela emnene, inyoni ethobeke kuzo zonke eziphaphayo ezulwini. Lokho lijuba. Kwakula nyoni ethambe kakhulu ukwedlula ijuba. Ngathadisha sibili mayelana ngempilo yenyoni futhi lenyamazana zeganga. Futhi ijuba liyinyoni engajwayelekanga kwezinye zonke inyoni eziphaphayo emazulwini. Ijuba liyisithandwa. Ijuba lithambile. Futhi ijuba kalila nyongo. Yilo kuphela emulini yenyoni elingela nyongo. Yiso isizathu ongasoze ubone ijuba loba ngaphi, kodwa lapho kuphela okulamabele khona lembewu. Manje emkhunjini kwakulejuba. Uthi ijuba lifanekiswa endaweni eziningi eBhayibhelini. Lifanekisa umoya ongcwele. Futhi njalo iwundlu lifanekiswa endaweni eziningi zeBhayibhelini njengoKristu kusambulo. Yonke indlela kubuyela kuGenesisi. Futhi lokunjalo ijuba. Futhi lasebhukwini likaGenesisi ijuba lalisemkhunjini lihlezi esigodweni kanye lekanye lenyoni zonke zomkhathi. Futhi eyinye yazo yayiliwabayi, iwabayi. Futhi iwabayi ngeyinye yezinyoni embi kakhulu. Iwabayi leJaybird ngiyacabanga ngezinye zezinyoni ezimbi esingazifumana. Iwabayi yinyoni elempilo ende sibi futhi ihlala futhi bayazitsho okwe ngezinye izikhathi iminyaka engamakhulu amabili kumbe amathathu. Leyo iwabayi awupholi uphila okwedlula lokho. Kodwa ijuba inyamazana eyodwa kumbe inyoni eyodwa engelanyongo. Manje iwabayi lingahlala ngalapha idle isidumbu esifileyo. Awusoze ubone ijuba kuleso sidumbu esifileyo. Angeke akumele lokho. Umnuko wakho emakhaleni akhe angeke akumele. Kungamenza gule. Awangeke ngitsho amelane loba yini ewonakala ebolayo. Awangeke akumele. Ngakho angeke akudle. Nxa engakudla kungahle kubulale ijuba khonapha. Ngoba ukugaya ukudla yikuphuphuma kwenyongo siya esiswini esigaya ukudla. Futhi nxa kungela nyongo ukungena phakathi lapho ukwenza lokho khona ke kungalibulala ijuba. Ngakho uzahlala uthola ijuba lapho okulento ehlanzekileyo, into ephilileyo. Manje iwabayi lahlukile. Manje nanzelela nje iwabayi lilobuhlobo lomzenzisi. Iwabayi lingahlala laphayana phezu kwesidumbe esifileyo futhi andle nje khona kokhi angafuna ukukwenza futhi aphaphele khona emasimini futhi adle ingqoloyi futhi. Kodwa ijuba lingeke lidle ingqoloyi futhi njalo liphaphele phezu kwesidumbu esifileyo. Kanjalo umzenzisi, umuntu angaba ngumzenzisi futhi adle into zikamoya futhi lezinto ezinhle lezinto ezimbi. Kodwa umKristu ozelwe kutsha angeke amele izinto ezimbi futhi kuphela angadla entweni enhle. Nanzelela lokho. Lapho ubona umuntu ongaya emdansweni aphume ayonatha, aphume ayophila esonweni, aphenduke ebandleni futhi mhlawumbe aklabalale khona njengokwenza ongcwele. Lokho ikuyini? Ngumadla konke konke. Angadla zonke izinto ezibolileyo lezinto ezinhle. Kodwa umKristu uqobo angeke azimele lezo zinto futhi ngoba usedlulile ekufeni waye kuphileni. Futhi masinyazana lapho kungahle kumcale kanjalo imicabango yangakhona nje kuze kumcale aze ajibilikise ubuso bakhe ebese hamba. Oh, kungumfanekiso bani? Manje undlu liyinyamazana encane ethambileyo. Alikwanisi ukuzisiza. Alizithembi ngoba alikwanisi ukuzisiza ngokwakhe. Lapha okwesikhathi sedluleyo ngangidlula emadlelweni lapho engangijwayele ukugatha khona futhi ngasemfumana iwundlu elincinyane futhi wonke amanye ayesukile kulo ngendlela ethize futhi wayesezithandele ngocingo oluncinyane oluhlabayo. Ngakho iwundlu leli elincinyane lalilele lapho lisopha futhi likhala futhi ngeza ngabona phezulu phose ingxenye yamamayila phezu kwakulomhlambi wonke wezimvu. Manje lalizalala lapho futhi amawabayi ayezabe egopola amehlo alo ngokuphangisa nxa sasingazange salikhuphela phandle. Kodwa ngalithukulula leli wundlu elincane ngamthwala ezandleni zami. Akazange ayadle, lalala lathulisela sibili. Ngamthwala ezandleni zami kuqala isikhathi sokuqala mhlawumbe umuntu sowake wabeka izandla kuye kodwa wayethambile. Wayefuna ukukhokhelwa, wayefuna ukusizwa. Ngithemba liyakubona. Wayefuna ukuthi engazami ukulwisa kumbe akhahlele kumbe alume. Amawundlu kawakhahleli kawalumi wona ayazithoba. Futhi leli wundlu elincane ngalithwala ngalibeka phakathi kwezinye izinto. Ngemizuzu emlutshwane unina wamthola wathokoza kanganani. Manje kufanekisa okunganani okwewundlu likaNkulunkulu. Liyazi lapho besiya ukuyabulala izimvu, liyazi kuyini okukhokhela imvu phezu kwesilarha? Imbuzi. Kodwa imbuzi izakhokhela imvu emkotweni wesilarha. Futhi khona-ke ngesikhathi nje esenza imvu ize khona phezu komkoto, khona-ke uyeqela phandle. Kodwa oh, bathi lapho usiyabulala imbuzi iyalwisa bona. futhi yiyo indlela udevela ayenza. Uyazama ukukhokhela abantwana bakaNkulunkulu kukho okubi sibili. Kodwa lapho kusiza isikhathi sokuthi yena afe, uyalwisa sibili. Yiyo indlela udevela enza ngayo. Futhi yiyo indlela kwesinye isikhathi eyinye inkazana encinyane ekhangeleka inhle kumbe umunye umfana omncane olihlo ngandlebe kanye lepaketi legwayi kumbe imbodlela yewhisky okhohlisa inkazana encane iwundlu lesibaya somunye umuntu kokungalunganga. Oh, kulungile, kakula lutho kukho konke lokho. Kulunga-lunga ngebandla. Kodwa makuthi ukufa kuthaya lowo mfana omdala ngesinye isikhathi. Uzamuzwa ekhaya, eklabalala ilizwe lonke. Kuthi yiyo indlela udevela enza ngayo. Kodwa iwundlu lithambile okokuthi lingakhokhelwa. Futhi yiso isizathu leso uNkulunkulu wafanekisa uKristu njengewundlu. Futhi yena ngokwakhe njengejuba. Futhi ngosuku lolo uJohane ebhapathiza uJesu emfuleni weJodani. Enye yezenzakalo ezinkulu ezake zathatha indawo. Kwathatha indawo khona lapho. Nanzelela kuhle kanganani ubundle lithobekileyo kuzo zonke izidalwa zasemhlabeni. Futhi ijuba inyone ethobekileyo kuzo zonke ezezulu. Manje yiyo indlela kuphela leyo ababengabambana ngayo. Yiyo indlela kuphela leyo ijuba elingabuya ngayo phezu kwewundlu. Manje lapho ijuba lisehla phansi, Johane wabona uJesu futhi wathi, khangelani iwundlu likaNkulunkulu elisusa zonke izono zomhlaba. Futhi uJohane wathi, ngafakaza ngibona umoya kaNkulunkulu njengejuba usehla phansi futhi uhlala phezu kwakhe. Hallelujah! Nanko ke ijuba lewundlu kuhlangana ndawonye. Yikho lapho uNkulunkulu lomuntu baba munye. Yikho lapho izulu lomhlaba kwangana. Hallelujah! Yikho lapho uNkulunkulu wenziwa waba inyama. Wakuletha yikho lapho uNkulunkulu wehla phansi esimeni sikamoya. Futhi wenziwa waba ngumuntu futhi wahlala phakathi kwethu. Yikho lapho ilaphakade yonke yangana. Yikho lapho abantu abawayo bosendo lwabantu baka-Adamu loJehova uNkulunkulu futhi layo yonke ingilosi kwabuya ndawonye. Lapho uNkulunkulu futhi lomuntu benziwa baba munye. Kulolo suku lwesikhumbuzo olukhulu lapho uJohane ebhapathiza uJesu. Manje aluba kwakuyimpisi, ukukhala okumnandi kwejuba bekungasoze kwenelise ukumaduzane lempisi. Kuyini okungaba kuhle kulantambama selithona ukuzwa amajuba thendele amadala ehlezi phandle lapho futhi ekhala okwesikhatshana. Emva kokuba sengilahlekelwe ngumkami lo mntwana, ngangingavumeli ngitsho lo yedwa abekwazi lokho engangikwenza. Ngangijwayele ukungena emoteni yami endala. Ngangitshayela phandle phesheya komgwaqo. Lapha ngiphume phandle lapha e-Olnatridge emangcwabeni. Ngihlale khona lapho eceleni kwesihlahla futhi ngikhangele phansi engcwabeni. Ngangingeke nje ngibakhohle. Kwakhangeleka njengokuthi ngangingeke ngikumele njalo. Ngiyacabanga umntanami omncinyane elele lapho, inyanga eziyisificamunwembili ubudala. Wayejwayele njani ukubamba izandla zakhe ezincinyane futhi afinyelele kimi futhi ngitshaye uphondo kumbe ngikhulume enye into kuye futhi yena wayegugu efinyelelisa izandla zakhe ezincinyane. Futhi ngangihlala phansi eceleni kwesihlahla ikakhulu lapho usibantambama. Futhi kwakujwayele ukuba lejuba elidala elali hlala phandle lapho esihlahleni wayeqala ukukhala. Oh mina bo, ngake ngakhumbula ukuba umphefumulo wengane yami ongafiyo uphenduka uzama ukukhuluma kimi. Kwakungela okumnandi njengalokhu kukhala kwejuba. Ukuthi uthanda kanjani, liyaletha izindaba, uzama njani ukwenza ukuthula. Vuka masinya ekuseni uye esixukwini duze lalapho engihlala khona. Into elokuthula ukulalela. ehlezi lapho ezihlahleni ezinkulu ezinde lawo majuba ekhaya elinye kwelinye olunye usuku phansi komfowethu Cox amajuba omdala waye labantwana ababili abancinyane futhi bahlala phezu kwesiqongo sesakhiwo ukuze omangoyo bengaze bababambe futhi lo mama juba omdala waye bafunze futhi ke waye sehla phansi futhi abathathe futhi abenze bephaphele esihlahleni futhi ayehlala lapho intamo zawo zeyamene futhi zikhale futhi zenze uthando usuku lonke ababili abancane abantwana bamajuba futhi ngacabanga ukuthi kanjani uNkulunkulu ijuba liyinyoni elothando futhi ijuba uNkulunkulu efuna ukwenza uthando kanye labantu bakhe uNkulunkulu ufuna ukuthandwa uNkulunkulu ufuna ukukuthanda wena uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa loba ngubani okholwa kuye engaphuphi kodwa abe lempilo elaphakade kayibusiswe iNkosi ngakho ke uNkulunkulu efuna ukwenza uthando wayefanele ukuthi okunye wenza enye into ethandekayo wayefanele enze into ethambe njengaye ngokwakhe kwakufanele enze into eyayingathandi kwakufanele enze into eyayiyimvelo yakhe uqobo ngeke uthande ulutho olungasilo mvelo yakho ukuthanda kufanele kubambane lothando indoda lomfazi kufanele bathandane nxa bengafinyelela esilinganisweni imuli kufanele ithandane nxa bengafinyelela esilinganisweni into yokuthanda uyadinga yonke indawo udinga inkazana engaba ngumkakho omthandayo laye uyadinga ethola indoda leyo angayithanda uNkulunkulu uyadinga ezama ukufumana umphefumulo lo angawuthanda ngakho wazifanekisa ngokwakhe lapha emhlabeni njengejuba elithambileyo la njengewundlu elithambileyo nxa iwundlu lelo ngomzuzu munye lingathatha imvelo yempisi ehwabhayo lelo juba lingaphapha khona lapho lihle lizisukele kodwa iwundlu ngalila mqondo yalo emkhulu okungokwalo iwundlu liyinto eyodwa lapho lilahleka lilahleka okungela thembu imvu ayingeke ifumane indlela yayo yokubuyela yiso isizathu imbuzi ikhokhela ekufeni kwayo ayingeke ifumane indlela yayo imvu elahlekileyo yiso isizathu uNkulunkulu wasifanisa lemvu lapho silahlekile silahlekile kakula ngenye indlela esingazifumana ngayo futhi kunendlela eyodwa yokukwenza lokho ikuzinikela kummalusi womhlambi futhi nguye okhokhelayo manje lapho nginanzelela iwundlu leli futhi lemvu ndawonye iwundlu lejuba bengisitsho ndawonye bamunye ngakho khangela ukuthi ijuba lakhokhela njani iwundlu indodana kaNkulunkulu wayethambe kanjani esazi ukuthi wayesiya ekuhlatshelweni wayethambe kanjani izikhathi zonke engazami ukuzenzela ngokwakhe ukungazami ukuba ngoyeneleyo ngokwakhe wathi kangenzi lutho kuze kuthi ubaba angitshengise kuqala futhi ubaba uhlala kimi manje enye into iwundlu eliyikho iwundlu lilungele ukunikela amalungelo alo manje uNkulunkulu ufuna thina sibe ngamawundlu kodwa kulezikhathi eziningi lapho esingafuni ukunikela amalungelo ethu ukulahla amalungelo ethu iningi lenu lithi awu ngilamalungelo mfowethu Branham lelo liqiniso kodwa uyafuna na ukulahla amalungelo akho uyafuna na ukunikela amalungelo akho ukuthi uNkulunkulu akukhokhele yilo uhluphu ngamabandla ethu lamhla ngobunengi ukuthi ukuthambeka kwewundlu likaNkulunkulu sifanele sibe ngamawundlu sesibe yikho konke ngaphandle kwamawundlu futhi yiso isizathu masinya nje lapho sisiba lesimilo leso ijuba likamoya ongcwele liyaphapha lona futhi lihambe nxa iwundlu likaNkulunkulu lingabe lenze ukuhwabha kwalo kwakuqala njengempisi kumbe lingabe lenze loba yini ephikisana lalokhu ijuba elithambileyo eliyabe likuvumele ijuba belingabe liphaphile lona belingabe lisukile ngomzuzu futhi yiso isizathu lamuhla ukuthi siyamangala yini uhlupho ngebandla lePentecost kungenxa yokuthi sithethe imvelo eyahlukileyo. Sithethe imvelo yokuthi sifuna amalungelo ethu. Siza kwenza lokho esikwazi kulungile ukwenza futhi sesibe iziqolo. Sesibe lobutha. Sesibe ngabangakhathaliyo. Sivumele ulaka lwangena, savumela ubumina mina bangena. Iwundlu lapho kufika isikhathi lile wulu yalo lawo ngamalungelo alo lingumnini wewulu yalo. Kodwa bayalithatha iwundlu baliphose phezu kwamabhuloku futhi balibophele inyawo zalo phansi kayikahleli alenze inkani. Uyalithathela nje amalungelo alo uwasuse kulo ngoba liwundlu alingeke lenze olunye ulutho ngoba leyo yimvelo yalo. Kodwa kanye zondisa umKristu uzafumana ukuba uliwundlu kumbe imbuzi. Uzafumana lokho ayikho umzondise kanye futhi yiso isizathu lamuhla ukuthi amabandla ethu asisimeni akuso. Sizibize ngokuthi iwundlu likaNkulunkulu. Abesifazane lendoda ndawonye sebeqale ukwenza konke kodwa ngaphandle kokuba ngamawundlu kaNkulunkulu. Uyabakhangela besehla phansi esitaladeni bezimfitshane inwele ezigeliweyo nokuphothanisayo konke enweleni zabo futhi iminyaka emibithwane edluleyo ibiza lina bona kwawungeke ubaqatshe ukuba bakwenze lokho. Futhi ke ubusumangala kungani ibandla lokusimo elikuso kungenxa yokuba lithethe imvelo yempisi kumbe embuzi kulokugcina ukuthambeka okumnene. Futhi uthi lelo lilungelo lami mfowethu Branham, ngiyakwazi lilungelo lakho. Abagelayo baya kugunda inwele futhi lapho kuphela ogelayo egunda inwele kangila lungelo na. Kunjalo lilungelo lakho lokuba ngumelika. Kodwa uyafuna na ukukuyeka ube liwundlu? Uyafuna yini ukusithoba? Lani lina bafazi kungasikude lalisehla ngesitalade kuyayangisa ukukhangela indlela abesifazane abagqoka ngayo lamuhla. Futhi kangikhulumi ngama-Presbyterian lama-Methodist, ngikhuluma ngani besifazane bobungcweli. Yehla phansi ngesitalade futhi ngangile siphambano esincane silengile phambili emoteni yami. Futhi omunye umuntu wathi kimi, wathi Bili, uyazi leso isifanekiso samakatolika. Ngathi kunini lapha amakatolika athola khona igunya ngesiphambano? Kabakaze, leso akusiso isifanekiso sokholo lwekatolika. Lokho isifanekiso sokholo lwamaKristu. Ukholo lwesikatolika kungongcwele omncinyane ofileyo kaMaria kumbe omunye ofileyo lo abamkhonzayo. Kasikhonzi abantu abafileyo, kasikhonzi uSicilia ongcwele futhi labo bonke labo abangcwele abehlukeneyo. Leso isikatolika esingesohlobo lwaphezulu lwamadlozi. Kodwa isiphambano simela yena lo owafayo futhi wavuka njalo. Futhi ngathi ngiyasigcina lapho ngikhangele ezitaladeni iminyaka engamajumi amabili lanhlanu edluleyo kumbe amajumi amathathu lapho ngangiphose ngaba yisiphofu ngamthembisa uNkulunkulu ukuba angangisilisa amehlo ami ngizakhangela ezintweni ezilungileyo. Futhi ngathi kuyo yonke indawo oyikhangelayo ngayilabo uNkulunkulu abesifazana begqoke okungenelanga labesifazana abanqunu belele emagumeni futhi layo yonke indawo ngiyakhangela isiphambano kulokukhangela futhi ngikhumbula lokho uKristu angenzela khona futhi ngichibilikise ikhanda lami kulento engekadeveli. Haleluya! Futhi labo ngabantu lingatsho ukuthi ngama-Presbyterian Katolika ngama-Pentecost. Amen! Uthi ngilalo ilungelo lokukwenza mfowethu Branham kunjalo, kodwa nxa kade uliwundlu ubuzalahla amalungelo akho. Futhi lapho senza njengalokho umoya ongcwele ijuba elithambileyo liyaphapha khona lapho kaliyikuhlaziswa nguwe. Qabo, ungacabanga ukuthi uza kwenza njengalokho futhi ugcine umoya ongcwele. Awungeke ukwenze, iBhayibheli latho njalo kufanele ukuthi uthiye awakho. Awu, uthi abanye bonke abesifazana bayakwenza, lawe ndoda wena sidubeki esincane esingelamathambo izinto ezenza njengabafazi. Wena ovumela umkakho enze into enjalo enjengalokho, lokho kuyatshengisa lokho owenziwe ngakho. Yiso isizathu ungelawo umoya ongcwele njengalokho usithi ukuthi ulawo. Kumbe ungaba lento ngawe ukumenza enze njengenina lapho kuphela ehlala lawe loba kanjani. Amen. Lokho kuzwakala kuyisidala kuyahlaba, kodwa yikho ibandla elikufunayo lamuhla isidala lokuwathwa ngumoya ongcwele lokucaya lokukomisa lokuayina ngomoya ongcwele sibili. isimo bani umhlaba osungene kuso baphuma kanjani phandle esitaladeni futhi baphonguzi phathi ujolezela kanjani ikhanda lakho kutelevision ngolwesithathu ebusuku futhi ungayi ebandleni ukuthi kanjani wena ngani kodwa kakule mntwana elizweni bazi konke ngoDavid Crockett ukuthi ungubani futhi lawo manga angcolileyo besithi wabulala ibhere eminyakeni emithathu yobudala yazi lawo ngamanga kodwa uyavumela abantwana bakho bagqitshwe bagcwaliswe amakhanda abo ngalokho futhi kakula percent eyodwa phakathi kwekhulu elilodwa lalabo abaseke baba bazi ulutho ngoJesu Kristu kungenxa yokuthi umhlaba lo usungcolisiwe kakhulu ilizwe leli liyisigcono kangako futhi ikhatshana kangako loNkulunkulu selilahle umoya ongcwele oh wena uthi ngiyahamba enkonzweni futhi ngimemeze ungakwenza lokho kodwa kuze kuthi lelo wundli elithambileyo likaNkulunkulu lihlale enhlizweni yakho futhi likwenze uhlanze impilo yakho futhi wenze njengomuntu owahlukileyo kakusoze kukuncede lutho ukulungisela isiKristu kufanele ube laso amen ngangena kwenye indlu lapha kungesikude ukuvakatshela umuntu ogulayo futhi lenina lalilele lihlezi lapho lokuncane okudala oku-Oswald kwangeni ingwane ihlezi eceleni kwekhanda lakhe wathi mama ukudla sekulungile yini wathi sithando kazange sibe lesikhathi wathi lokho kusa ukulungisa ukudla wathi sengulungisela isamusi wathi kulama olenji waya futhi wathatha i-olenji walikhangela walilungu walichayelela emdulwini ngamandla wonke umhluzi wagelezela phansi wathi ngakuyikho konke elilakho kulindawo ngakho sengihamba njengalokho ngacabanga oh Nkulunkulu kumele abe ngowami okwemzuzu emhlanu mfana ngingamhlubula isikhumba sengazathi ube ngazi ukuthi sihlutshuliwe kodwa bona behlezi lapho bezwela futhi betotoza akufunayo yikutshaywa kwesidala okuhlubula isikhumba yikho lokho esidingayo amakhaya esidala njalo futhi labathumayeli labo abaza kuma ngemuva kwephuphi futhi bathumayele iqiniso futhi balibeke phansi lapho elifanelwe libekwe khona amen lokho liqiniso oh mina bo Mario mncane achayelele phansi inyawo zakhe ezincane futhi amise lawo makhala amancane phezulu futhi aqaphise indebe ezincinyane ezilombala obomvu ngezinto zikaMax Fact phezulu emoyeni futhi athwale ikhanda lakhe phezulu aphume phandle kwendlu lihlazobani ukungalaleli kwabantwana asabe yikho iBhayibheli lathi baza kuba njalo umbhalo wathi baza kuba njalo ukuthi baza kwenza kanjani futhi lezi zinto ezenzakalayo emhlabeni lamuhla kungenxa yokuba bamdabukisile wahamba umoya ongcwele iminyaka emlutshwana edluleyo ngizahamba kathesa esukwini ezilutshwana ukuyagubha ukwehla kwakuqala kukamoya ongcwele emelika iminyaka engamashumi amahlanu edluleyo lumnyaka emhlanganweni esitaladeni se-Azusa esitala umhlangano wePentecost eLos Angeles lapho ababa lokwehla kwakuqala kukamoya ongcwele lapho abantu behlangene ndawonye lapho uKristu esehla phansi phakathi kwalabo bantu babethambile nje belokuthula nje babephila impilo ezilobu uNkulunkulu babephila impilo zokuzinikela babefuna ukuzinikela babefuna ukukhokhelwa ngumoya ongcwele babengelandaba lokho abantu ababekutsho babeziphatha isidala loba babesithi bayahlanya kumbe ini ngakho babefuna ukukhokhelwa ngumoya ongcwele kodwa lamuhla oh mina bo lephonzi futhi lebhokisi lokuzicomba futhi begqoke leziphindi futhi phandle esitaladini ngani kuluhlazo futhi bezithi balomoya ongcwele oh uthi kodwa ngakhuluma ngendini yebo lo devil uyakwenza laye oh ngamemeza futhi udevil uyakwenza laye udevil engalingisela yonke into uNkulunkulu la ngaphandle kothando futhi angeke alingisele uthando yebo ngakho ke into yokuqala uyazi lapho uqala ukwenza lezo zinto uyekethisa imigoqo uyaqala ukuyekethisa khona ibandla laqala ukuba lokukekeza okuncane amaqembu phakathi kwabo futhi leli lathi uyazi umelusi nje ukanje lakanje kumbe umdikoni ukanje lakanje futhi into yokuqala uyazi ulalele kulokho futhi yiso isizathu sibe lobunzima obukhulu ngenxa yokuthi seliqale ukulalela uDevil futhi lathola ukuhwaba kulokulalela ijuba elithambileyo umoya ongcwele ijuba likaNkulunkulu lelo eliza kukhokhela futhi likuhole likuthande futhi likubusise into yokuqala usiba lolaka oluvuthayo ijuba liphapha lihambe khona lapho kunjalo kalingeke likumele imvelo yalo yahlukile oh kalingeke likumele lokho lakancane futhi uqale ukukhuluma ngomakhelwane wakho balingeke likumele lokho angeke nje yavumelane lawo iyaziphaphela nje izihambele ingeke libe lisakumele ijuba lithambile ijuba lithobekile futhi ijuba futhi alingeke lime kolunye ulutho ngaphandle kungokohlobo lwemvelo olufanayo manje uNkulunkulu engakwenza ube imvelo eyahlukileyo ndoda kumbe mfazi engakupha imvela eyahlukileyo futhi uthi awu mfowethu Branham kuyini esingakwenza ngakho woba liwundlu nje futhi zinyamazana ezimbili kuphela ezingahlanganelana ndawonye lijuba lewundlu ijuba kalisoze libuye kwenye into kodwa iwundlu futhi nxa usiba imbuzi khona ke susa lowo moya wobumbuzi kuwe kunjalo nxa usube ngenye into isusele kude nawe nxa uqala ukuba isihlelo lapha ngesinye isikhathi ngachumayela nje ngamandla ami onke edolobheni elithile futhi kwakulezi nkulungwane zabantu lapho ngabizela elathini ngacabanga ukuthi ngathinta sonke isigaba sesono ngathinta yonke into engaye ngicabanga lobo busuku emva kokuphela kwenkonzo owesifazana oliqalaqala wadlula duze wathi awu mfowethu Branham ngiyathokoza sibili ukuthi kawungithintanga kulobo busuku ngacabanga lo kumele abe ngumkristu oqotho wathi kawungithintanga lobo busuku ngathi awu ngiyathokoza sibili ukuzwa lokho nina ufanele ube seduzane lombuso kaNkulunkulu futhi yena waqoqoza ihamba omunye umfazi omdala emile lapho ngathi Choni uyamazi nalo mfazi yebo ngathi kumele abe ngumkristu oqotho wathi into eyodwa oyehluleke ukuyithaya lobo busuku mfowethu Branham yikunyeya uyinduna yokunyeya elizweni nanko-ke yikho bona kodwa lapho usiza kwezinye zalezo zinto kungenani umthumayeli uyakuthaya kuphulpithi kumbe hatshi lapho ubona lezo zinto zenyama zomhlaba lapho kuphela uzivumela ukhatshana loNkulunkulu futhi umoya ongcwele uzahlala khatshana yiso isizathu imihlangano ingekho njengalokho eyayijwayele ukuba yikho yiso isizathu indlela yothuli lwesaha ingazalwanga lokho kusa ethebhanekele yiso isizathu imihlangano emkhulu yetende ingekho elizweni ngoba sidabukisile ijuba elithambileyo likaNkulunkulu kunjalo angeke ahlale lathi ingqesi ingakhathali ingqesi inyeya sifuna indlela zethu manje ngifuna ukuthi unanzelele iwundlu kwakuliwundlu elithulele ibhayibhile lathi kavulanga umlomo wakhe njengemvu phambi kwabagundi bayo wayesimungulu kazange avule umlomo wakhe wayengasiye muntu ofuna amalungelo akhe hathi umzala wayefuna ukulahla amalungelo akhe wayeliwundlu elithuleyo kodwa lamuhla oh mina bo sifuna kanjani ukuphambana kwethu oh mina bo ngiyakutshela yeka nje umuntu atho enye into kimi ngiyakuye futhi ngimbambe mfana ngizamdabula ngizatshela lo mzenziso omdala lapho ngimboni wena mana nje ngize ngimboni kabusiswe uNkulunkulu haleluya ijuba nje iyaziphaphela futhi lizihambele lokho kunjalo umoya ongcwele kawuselayo njalo lapho usizwa ngaleyo ndlela ubhale nje lokho phansi ebhukwini lakho kawusoze ukwenza umoya ongcwele kawusoze uhlale nje lapho okulobuhlobo lomoya onjalo kumele kube ngumoya wewundlu umoya othambileyo kumbe awungeke nje uhlale kanye lapho yikho konke okukhona kukho nxa lingathambanga lithobekile likhokhelwa ngumoya ongcwele futhi nxa enye into isiza kalikuqapheli liyaqhubeka nje bona futhi lowo mzuzu liphambukela eceleni uyazi yikho lapho uphambukela eceleni liyazi isono sakuqala saqala ngomuntu ephambukela eceleni okomzuzu nje belikwazi lokho na ibhayibhile lathu njalo u-Eva waphambukela eceleni okwesikhatshana nje ukuzwa lokhu usathane ayefuna ukukutho futhi wampendela umfanekiso omuhle kakhulu waze wacabanga impela ukuthi kwakuliqiniso futhi wamlalela futhi into kuphela udevil afuna uyenze ikuphambukela eceleni nje okwemzuzu emlutshwane nje angacomba umfanekiso athi manje khangela lapho uyazi mfowethu uyazi dadewethu nxa babe lobuhlobo lwabantu abalungileyo bebengasoze benze lokho nxa benze lokho nje lapha uyazi angakwenza kube qotho sibili kuwe kuze kube liqiniso eliqotho kunjalo kodwa khumbula kungudevil kangila ndaba ukuthi bengabe bephansi njani bengabe bejule okunganani esonweni kungumsebenzi wakho ukubeka ingalo ubagone futhi ubaphakamise ngothando lukaNkulunkulu wawungaphi lapho ijuba likaNkulunkulu likuphakamisa likukhupha edakeni kungumsebenzi wakho mngani wami lumhlaba ufela ukuba lothando oluncinyane. Ngifuna linanzelele linyamazana futhi linyamazana encinyane yayilikundlu elithuleyo ngoba kayizange lapho ethukwa akazange athuke njalo akazange athuke futhi aqhubeke futhi enze inkani lokupopota lokuqhubeka esiya kazange akwenze lapho omunye umuntu lapho ethukwa yena kaze athuka njalo kavulanga umlomo wakhe kodwa yeka omunye umuntu enze enye into kuwe kumbe kimi oh mina bo Siyakhukhumala njengedlamehlo, lisidla imbumbulo ezokudubula inyamazana. Sikhukhumale njenge dada elidala. Ngiyakutshela khona kathesi, nganyathela amazwane ami njengalokhu futhi kangisoze ngibuyele kulelo bandla elidala futhi hatch nomzana kabusiswe uNkulunkulu. Haleluya. AmaNazarina aza ngamukela, iPink and Holiness baza ngithatha. Haleluya. Angifanelanga ngikwenze khona futhi njalo. Kulungile, ijuba liyabaleka. Liyazi, ngalo mzenzisi omdala, ngihamba kulelo bandla, kangisoze ngihambe futhi, kabusiswe uNkulunkulu, kangisoze ngikwenze lokho. Lapho into leyo ikutshaya, lokho kuhwapha kwempisi endala, ijuba liyabaleka, kulungile, ngakho umoya ongcwele usukhambile. Khona ke ubusumangala ukuthi yini uhlupho ngawe, ubusumangala ukuthi yini uhlupho ngebandla, uyamangala ukuthi luyini uhlupho ngawe, kungani ungelakho ukunqoba njengalokho owawujwayele ukuba lakho. Usutshintshe imvelo yakho, usube yimbuzi kulokuba liwundlu, usube ngenye into engasilo wundlu. Kufanele ube lalowo moya omnene sibili, makuthi umoya ongcwele ungikhokhele loba ngaphi. Nkulunkulu, ngiyathanda isoni sonke kungelani lokuthi bangaphi. Leyo ndawo ingangena enhlizweni yomuntu, khona ke uzabona enye into isenzakala. Umphefumulo wakho wena uthi awu forward Branham ngaba khona na ukulungisiswa kwakho yebo ngoba liwundlu nje yikho kuphela uthi awu forward Branham ngahlangana lemina elincane ngobunye ubusuku phansi eChef Road ubili lami saphuma saya kwenye indawo ukuyathola isamus emva inkonzo isiphelile owesifazana omutsha omuhle wangena phakathi lapho phose inkazana encane kumbe mhlawumbe amajuma amabili kumbe enye into njengalokho eqoke kuhle wahlala phansi ngananzelela waqhubeka ekhangela nganeno leyo ndlela ngaqhubeka nje ngisidla imizuzu emlithwane inina langena phakathi lathi linjani ngakhuluma laye futhi ngiyalazi inina bekungudade uDavis phansi lapho futhi yena lelinye inina elivela eLife Tabernacle Ngangibazi kahle weza lapho futhi wakhuluma lami waqhubeka ngakho inina elincane elalihlezi nganeno yena wathi mfowethu Branham lo bekungumbiko omuhle lobo busuku ngathi kunjani dad ngathi ngiyabonga kakhulu futhi ngathi ulilunga le Life Tabernacle na wathi ngiyilo wathi uyazi mfowethu Branham bengingabe ngihlabelile ukhwaya kodwa bayawomisa phansi lapho wathi ngaba o leminyaka eminenge yokufundela ukusebenzisa iphimbo la yonke into wathi ngahlabela ngingedwa futhi ngahlabela izinto ezithile wathi kodwa angizange ngihlabele ngoba baya bayawomisa ukuthi akula owesifazana ozipendileyo ongahlabela hlabela kukhwaya ngathi awu kadunyiswe uNkulunkulu ngelife tabernacle Wathi awu ngiyakutshela mfowethu Branham wathi ngingumKristu ngathi ngakho ke dadhe hamba ngekhaya futhi ugeze ubuso bakho kumbe loba yini oyenzayo ngathi utsho ukungitshela ukuthi uvumela into encinyane njengokufaka kancane kwalezo zinto ezindala ebusweni bakho futhi ngingakutshengisa ukuthi lokho kuvela kudevel ngingakutshengisa ukuthi akula lutho phakathi isiqalo sakho kuma yedeni futhi lapho kuphela ukufaka khona ulu Paul yesiyedeni manje ngisandi kuvela nje eAfrica futhi bengisemaguswini ama Hottentot futhi ngafumana khona kanye nje lapho amacici lapho zonke izinto lezo ezivela khona futhi lakho konke lokho amatshe aligugu ethandele ezintanyeni zenu lasendlebeni lakho konke lapho lokho okuvela khona kungamahedeni futhi iBhayibheli kalifuni umKristu ukuba ngumhedeni futhi wena kawufuni kangitsho ukuthi ungumhedeni ngoba uyakwenza kodwa uyazenza ukhangeleke njengaye kungenxa yokuthi umalisi wakho kazange akutshele iqiniso iBhayibheli latsho njalo futhi kathesi uthi mfowethu Branham ngicabanga ukuthi nxa ngilenwele ezimfitshane ngenza ngiqandelelwe la yonke into enjalo kunjalo kodwa nxa ulenwele ezinde uzaqandelelwa kakhulu kuza kususa konke kukukhuphe entanyeni yakho futhi kukuthandele kukwenze kube kahle. Uyazi ukuthi iBhayibheli lathi ukuthi indoda ilelungelo lokwala umfazi wayo futhi athole isehlukaniso kuye nga equma inwele zakhe. Nga equma inwele zakhe kutshengisa ukuthi uphila engaqinisekanga kuye. iBhayibheli latsho njalo abaseKorinte bakuqala 12. Kumanisa nxa kungayisile yena owesifazana oquma inwele zakhe uhlazisa inhloko yakhe okuyindoda yakhe futhi nxa ehlazisa kufanele ayalwe futhi achiwe kunjalo. Kodwa bona umalusi akalitsheli lezo zinto futhi yiso isizathu usenza lokho okwenzayo ngendlela oyenza ngayo futhi indoda iBhayibheli lathi lapha kungasikude kwakulomunye umuntu owabhala phakathi futhi wathi mfowethu Branham lawa amablawuzi abesifazane abawatholayo wathi ngani kungokuthile. Awungeke nje uthole amablawuzi njalo futhi ungabe kukuhle kithi abesifazane besiKristu ukugqoka lawa amadakroni amanayiloni kumbe loba yini okuyikho njengalokho. Ngathi khangela dadi kulento eyodwa mayelana ngakho, nansi into eyodwa eliqiniso, ungenza lokho nxa ungeke uthenge elilodwa. Bayathengisa imitshina yokuthunga, ungazenze. Ngathi kunjalo ukukwenza kukhangeleke nje. Ngiyakhola uyazi lokho okusenhlizweni yakho, yikho okuzibonakalisayo. Indlela oyenza ngayo nendlela oziphatha ngayo, lokho kutshengisa okukuwe. Yiso isizathu sokuthi konke lokho ukuhwapha lokupopota lokuhleba lokunyela lokuqubeka ebandleni yikho lokho okudazula ibandla. Lokho kuyatshengisa ukuthi udeveli ungene phakathi kwakho futhi lokho kuyatshengisa ukuthi umoya ongcwele ukuthile. Manje ngiyazi lokho nje kulitshisa ithara abanye benu, kodwa kumele kukwenze. Yikho lokho okukhulunyelwa khona, hathi ukuhlakanipha, hathi ukwenza ngobuqili, kodwa ukutshela lapho uhlupho olukhona, ngoba ngolunye usuku ngiza kuma futhi ngiphe impendulo ngawe. Futhi isizathu, indlela owenza ngayo nendlela oziphatha ngayo, lokho kuyatshengisa lokho yikho. Nxa nje ulolaka oludala oluphukunyuka nje ngesikhatshana futhi uphume lapha futhi uqubeke kumbe ucothoze kumbe inhlamba lokunye okunjalo, lokho kuyatshengisa lapho okuvela khona. Manje kule nto eyodwa kuphela yokwenza, khupha leyo nto lapho futhi ijuba lizabuyela enhlizweni yakho. Lapho ijuba liphuma phandle komkhumbi, laphunyiswa phandle, kodwa laphenduka futhi laqoqoda kulowo mnyango womkhumbi unowa waze walingenisa phakathi. Umoya ongcwele ulapha, umoya ongcwele ufuna ukungena. Yiso isizathu lamuhla ukuthi umoya ongcwele yena kasukanga kuwe okwanini lanini, uhlezi nje phansi ezingatsheni zezihlahla kwenye indawo ulungele ukuziphaphisa ephenduke futhi abuye phakathi kwakho futhi akunike uthando lokuthula lentokozo njengalokho owawujwayele ukuba lakho. Sibili, kuyikho ulungele ukukwenza, kuna ukukwenza, uyalangazelela ukukwenza, kodwa awuvumeli ukuthi akwenze. Manje kangikhulumi lani abemzini, kangazi lokho umalusi wenu, ngikhuluma le Branham Tabernacle, angikhulumi kini bantu abavela kwamanye amabanga, ngikhuluma le Branham Tabernacle. Yikho okulohlupho lapha, yikho okwenza ijuba liphaphe lihambe. Yeka nje omunye umuntu nje aqalise enye into encinyane ebandleni futhi into yokuqala, kunjalo na, wenzile utsho khona. Sibili, khona lapho umoya ongcwele uyahamba uphaphele kude, kawungeke nje umele lowo moya onjalo nqe. Kuphela leyo mvelo yewundlu bekuthiya khona ke umoya ongcwele usuhambile kunjalo. Futhi yikho okuluhlupho lamuhla, yiso isizathu abantu besesimeni abayiso kungenxa yokuthi bayavumela umoya ongayisiwo ungene enhlizweni zabo, empilweni zabo. Manje yiso isizathu sile iBhayibheli lathi yiso isizathu kulabaningi abagulayo labahluphekileyo phakathi kwethu kungenxa yezinto ezinjalo. Kumele sithambe, kumele sibe lokuthula, kumele sibe lewundlu ukuze ijuba lihlale kanye lathi. Manje khumbula, ijuba lizabuya. Yena wathi, mfowethu Branham, ungangitsheli ukuthi kangizange ngemukele umoya ongcwele. Haleluya. Wehla ubusuku lapho ngobunye ubusuku lapho engena ngangihamba nje. Sibili, lo kwakunguye. Ngezwa kamnandi, ngezwa njengokuthi ngangithatha yonke inyoni encinyane esihlahleni futhi ngiyange futhi ngiyithande. Umuntu wami omubi kakhulu owake wenza loba yini kimi, ngezwa njengokuthi ngangibeka ingalo zami kibo futhi ngibange. Mfowethu Branham, ngezwa kanjani? Sibili, lo kwakungumoya ongcwele. Kodwa uyabona isizathu. Wayengeke ahlale. Wawuliwundlu leso sikhathi. Kodwa lapho usiba yimpisi, kwabaleka waphapha. Ngakula lutho olubi ngejuba. Kumbuwe futhi le uvumele lo moya ungene kuwe. Ngiwuvumele yini? Mfowethu Branham. Yebo lapho usiya ukulalela kuleso sinyeyo. Lapho ulalela kulawo manga. Lapho uhamba usithi awu ngilelungelo lokukwenza. Kawulalo ilungelo. Uthengwe ngentengo. Leyo kwakuyintengo yegazi eligugu lendodana kaNkulunkulu. Kawulawo amalungelo emthethweni. Haleluya. Amalungelo kuphela olawo ikuthi woza emthonjeni ogcwele igazi elimunywe emathanjeni kaEmmanuel lapho izoni ziphoswe phansi kwecili ilahlekelwa ikungcola kwamacala azo yebona umzana yilo kuphela ilungelo olalo ukunikela intando yakho kuNkulunkulu futhi ke uNkulunkulu uyakhokhela kusukela lapho kusiya yikho lokho okubangela imihlangano yikho lokho okubangela into eziningi ezingajwayelekanga umoya ongcwele uyahamba endaweni umoya ongcwele wathi lokho ngakulunganga misa umhlangano yana phambili ngiyawumisa futhi mfowethu ngiye khona phambili kunjalo ngoba kumele ukhokhelwe ngumoya kaNkulunkulu futhi indlela kuphela yokukhokhelwa ngayo ngumoya kaNkulunkulu yikuzigcina uthambile hathi ukuba kwazi okunenginengi uyacabanga ngiyazi okunenge yebo usebenzisa ingqondo yakho futhi awusenelisi lokuzisebenzisa wazi wonke amabhuku lempendulo zonke futhi lesigriki sonke lesiyebheru sonke futhi ngakulandawo yejuba yokuphumula kunjalo kodwa wazi konke khona ke ijuba lingeke likhokhele ngoba wazi kakhulukazi iwundlu kalizitsho ukuthi liyazi ulutho kumele libe lomunye umuntu olikhokhelayo udumo yikho kalazi lutho amen into kuphela engiyaziyo ukuthi uKristu Jesu wafa ukungisindisa kusehle eCalifornia kwakule ndoda eyayisiza wayelesi bonakaliso phambi kwakhe sathi yisiwula sikaKristu futhi emuva sathi uyisiwula sikabani wena kunjalo ngoba yisiwula emhlabeni ukuze ukhokhelwe ngumoya ongcwele ngoba amadodana lamadodakazi kaNkulunkulu akhokhelwa ngumoya ongcwele abaseRoma 8:1 athi ngakusela ukulahlwa kubo labo abakuKristu Jesu labo abangahambi ngokwenyama kodwa ngomoya abangahambisi okwempisi kodwa ijuba amen uDoc wayejwayele ukuhlabelela ingoma gcwalisa indlela yami nsuku zonke ngothando lapho ngihamba kanye lejuba ezulwini yeka ngihambe sonke isikhathi kanye lengoma lokubobotheka gcwalisa indlela yami nsuku zonke ngothando kungaba lusuku bani olulokuthula oluzaba yilo kuBranham Tabernacle kumbe loba yiliphi elinye ibandla kumbe loba nguphi umuntu lapho bechiya amalungelo abo ukuba liwundlu uyini umbuzo mfowethu Branham phenduka ewundlini phenduka uthanda phenduka ekungazindutho phenduka uzinikela ngokwakho kuKristu ungazami ukuba kwazi ulutho khamba njengobunene ngokuthula ngokuthobeka uthambile futhi ijuba liza kukhokhela kodwa lobanini ubona siyalalela kulokho kunyeya lobanini usiya kuba lolaka lolo luphakama lobanini ucabanga ukuthi ulelungelo ukwenza lokho futhi lokwenza lokhyana ijuba livele nje liphaphe futhi lihambe kude khona ke kawuselalo futhi manje kakho khatshana lawe lokhu kusa bandla uhlezi khona egatsheni lokuthula elindele imvelo yakho ukuthi uguqulwe amen elikudingayo lamuhla ikunikela wonke amalungelo akho ikuvumela uNkulunkulu akulalise phansi futhi akuphuce wonke amalungelo akho awasuse kuwe amen ungacabanga ukuthi kanjani iwundlu elincinyane elidala bonke uboya bulenga kuyo bungamalungelo akhe yebo ichiswa futhi khona nje ilale phezu kwetafula yokugundela bayakwazi okungcono kakhulu kuye bamthathele wonke amalungelo akhe futhi baligunde lonke liyaqandelelwa kanjani futhi lokuba lula ligijima mina bo yajabula futhi esiyeqayeqa futhi abe lesikhathi esikhulu yebona umzana nxa ungachiya amalungelo akho yikho lokho okutholayo kodwa kumele uchiye amalungelo akho futhi uyeke ilizwi likaNkulunkulu liphuce wonke umhlaba kuwe isusele kude yonke imikhuba yomhlaba futhi ube yisidalwa esitsha kuKristu lapha ngesinye isikhathi esedluleyo pheshe eAfrika ngangikhuluma longcwele omdala wathi umfowethu Branham ngiyakwazi uyakholwa kokungaphandle kwemvelo kathi sibili mfowethu. Wathi iminyaka edluleyo ngangijwayele ukucabanga ukuthi ngangingumuntu othile. Wathi ngacabanga ukuthi ngangingumKristu qobo. Futhi wathi khona ke ebandleni lethu ngangimele ngiqase uqaqa lapho engamisa khona imota yami encane. Futhi wathi ngase ngiqasa uqaqa phose amayadi angaba ngamakhulu amathathu kumbe amani. Futhi ngingena esiqukwini futhi lezinto ngisiya phezulu. Futhi wathi sasiza kuba lomhlangano wokukhuleka phezulu lapho. Futhi wathi ngacabanga ukuthi ngangingumKristu qobo.
Wathi ngangisazi lonke iBhayibheli, ngatatisha sonke isiHebheru, ngatatisha konke ukukhuluma kuhle kwamabandla. Futhi wathi noba ngubani wayesiza kimi ngangikhuluma kibo kanjalo mayelana ngeBhayibheli. Ngangisazi lokho engangikhuluma ngakho. Wathi ngobunye ubusuku ngangisiya ebandleni bekube lokulwisana okukhulu ebandleni lethu. Kwathi kwakulamaqenjana elwisana, uyazi ukuthi aphaka manjani, ngathi yebona umzana. Wathi endleleni yami ngiqansa uqaqa, ngangihamba futhi khonapho nje ngase ngisizwa ukuthi omunye umuntu wayengilandela. Futhi wayesithi acabanga ukuthi ngiza kumelela kancane loba wayengubani lowo muntu ukuze angifike. Futhi besengikhuluma laye isikhatshana lapha sikhwela umgwaqo. Uyazi lokho kungathi kuyinto enhle, uyama nje okwesikhatshana. Futhi wathi lapho ngisiya phezu koqaqa, wathi ngeza phezulu, indoda yeza phezu koqaqa. Futhi wathi wayelomthwalo phezulu komhlani wakhe omkhulu kakhulu kulala indoda. Futhi wathi yayiphefuzela futhi phefumulela phezulu, futhi senza nje izinyathelo ezincinyane zimfitshane izama ukuphakama. Futhi ngathi indoda, ngingakusiza ukuthwala lomthwalo phezu koqaqa na? Wathi hatshi, kumele ngiwuthwale. Wathi ngakhangela isandla sakhe, wathi ngabakwazi khona ke kwakungumbono wayelamanxeba esandleni sakhe. Wathi ngawela phansi futhi ngase ngisithi, Inkosi, thwele izono zomhlaba phakathi kwalelo saka na? Wathi hatshi, ngithwele nje ezakho kuphela, ngiyakuqansisa uqaqa ukuze wenelise ukukhwela phezulu. Yiyo indlela okuyiyona. Uma singakhangela ndawo yonke singathola ukuthi uthwele ezethu. Akukwenzi uzwe umncinyane na? Ezimbi inhliziyo zethu ezilolunya ngoba nje singakwenza. Lapha esinye isikhathi esedluleyo ngangizingela njengoba lisazi, ngiyathanda ukuzingela. Futhi kwakukhona indoda embi kulelo lizwe, wayengumuntu omubi futhi wayejwayele ukungiyeyisa ngoba ngangingadubula impalakazi lamazinyane. Ngathi leso yisihluku. Ngathi kungani ungabi ngoqotho umzingeli ohlambulukileyo futhi udubule ezinduna esezigugile, lezinto esezigugile futhi sezilungele ukufa na? UNkulunkulu wasinika zona, yeke ezincinyane ezingomama lezinto. Wathi ulenhliziyo yenkukhu uMthumayeli, waqhubeka engitshela kanjalo. Ngathi manje khangela, uma bengilambile futhi ngifuna elinye lamazinyane, ngiyakholwa uNkulunkulu bengangivumela ngibe la. Kodwa ukulidubula nje ngoba uzenza ohlakaniphileyo, awu, wayegcwalisa inqola phambi. Futhi wahamba wenza into yokukhalisa olunye uhlobo lwempembe nje qathu okwezinyane elincinyane libiza. Ngolunye usuku sasiphakathi kwezixuku ndawonye, ngamnyangisa ngathi ngingayangeka ngalokhu engiyikhona. Wabulala amazinyane ayisificamunwembili kumbe alitshumi ngasikhathi sinye. Nxa wayesenelisa ezinsikazi lakho konke ukuzenza ohlakaniphileyo nje, mhlawumbe aqume imilenze yamuva futhi achiye yonke yayo ilele khonapho. Ngathi awumelanga ukwenze. Wathi lina bathumayele lenhliziyo zenkukhu. Ngolunye usuku wema emva phakathi ezixukwini, wayephethe leyo mpembe futhi waklabalala futhi wezwakala njengezinyane elincane likhala. Ekwenza nje lokho, impalakazi enhle yaveza ikhanda layo phandle, yeza iseqayeqa phandle. Kwawubona amehlo ayo amakhulu ansundu ekhangele, yayethukile yayithalaza. Umzingeli waphakama wadonsa umbhobho ukuze ayidubule impalakazi. Impalakazi yabona umzingeli, kodwa uyazini lokho kuklabala kwalelo zinyane ayizange inanzelele lowo mbhobho. Yayidinga lowo mntwana wayephakathi kohlupho. Uyazi lokho kutshengisela kobumama obuqotho lothando lukamama, okokuthi wayekhangelane lalowo mbhobho ebusweni, okokufa ekhangele lokho emlonyeni walowo mbhobho. Uyazi lokho kutshengisela kwakukukhulu kakhulu. Kwambamba waphosela phansi umbhobho wakhe, waphenduka egijima futhi wahamba engalweni, wathi pili
ngikhulekele sokunganele lokho lapho ebona lokho kutshengisela kobuqawe bukamama. Oh, lapho umhlaba ubona ukutshengisela kothando lukaNkulunkulu futhi njalo lesibindi phakathi kwenhliziyo yethu yobuntu kulo mahluko bani ongaba khulu lapho sisekela ijuba likaNkulunkulu lingena enhliziyweni yethu futhi lisithambise lisenze sibe mnene. Khonapho phakathi kwezixuku ngimi lapho ngikhulekela lowo mfana omdala ngamholela enkosini uJesu. Kusukela khona lapho kusiya phambili waba ngolungileyo umzingeli ohlanzekileyo. Iqiniso wayecabanga ukuthi ulelungele, wayengenza lokho ayekufuna. Zona zisendaweni yami zidla utshani bami phansi lapho uma zifuna. Ngathi lokho kulungile, kodwa akula buntu ukwenza lokho. Kumele ulahle amalungelo akho. Oh Nkulunkulu, waba lomusa ukuze sikwenze. Lapha kwesinye isikhathi esedluleyo, phakathi ophose iminyaka elikhulu edluleyo, kwakulomKristu omkhulu owayehlala eningizimu yentshonalanga ye-United States. Ibizo lakhe wayenguDaniel Carey. Indoda emangalisa, indoda elobu Nkulunkulu, indoda elobu ngcwele, uKristu uqobo, indoda leyo wonke umuntu owayecabanga kakhulu ngayo, umuntu omangalisa. Futhi indaba yaqhubeka ukuthi wafa kumbe wangena emoyeni, futhi yena wathi lapho esenyukela phezulu ezulwini, yebo-ke lapho esifa. Futhi lapho efika kumasango amaparela, umcini weza lapho emnyango wathi, "Unguwe ba?" Wathi, "Ngingumvangeli uDaniel Carey. Ngizuze inkulungwane zephefumulo kuKristu. Futhi ngifuna ukungena phakathi lamhlanje ekuseni. Uhambo lwami lwempilo luphelile emhlabeni. Angila ndawo yokuya kathesi. Yiyo indlela okuza kuwe ngokunye ukusa soni. Yiyo indlela okuza kuwe mhlehleli muva. Yiyo indlela okuza kuwe owadabukisa umoya ongcwele kubi ukuthi awusathambanga lokuba uthakathaka njalo. Awukazi ukhale okweminyaka, awukazi ube lamahloni, angazi okokuthi kusukela nini. Konke ukuzihlonipha kusukile kuwe, qiniso. Kodwa kuza kuza emnyango wakho ngokunye ukusa, futhi nje ngomoya ongcwele othambileyo usiza futhi uqoqoda. Kungani ungamamukeli nje angene na? Ngakho lapho uDaniel Carey efika lapho khona esangweni, bangena phakathi bathi, "Sizabona ukuthi ulalo ibizo lakho lapha." Bakhangela yonke indawo, abazange balithole ibizo, bathi, "Hatshi, kakula Daniel Carey lapha." Oh, wathi, "Sibili, wathi ngingumvangeli, wathi ngizuze imphefumulo kuKristu, wathi ngizamile ukwenza into eqondileyo." Umgcini wathi, "Nomzana, ngilusizi ukukutshela kodwa akula Daniel Carey lapha." Wathi, "Ngiza kutshela ukuthi ungenza." Wathi, "Asila amalungelo lapha ukuthatha udaba lwakho." Wathi, "Kodwa uyafuna ukudlulisela phambili udaba lwakho na? Ungalwedlulisela phambili kusihlalo esimhlophe sokwahlulelwa uma ufuka." Kodwa wathi, "Asila sihawu lapha kuwe lakancane ngoba ngasilawe la, akula sihawu kuwe." Wathi, "Ufuna ukudlulisela phambili udaba lwakho na?" Wathi, "Mnumza, kuyini okunye engingakwenza kodwa ukudlulisela phambili udaba lwami?" Wathi, "Kulungile khona-ke, ungaya kuso isihlalo esimhlophe sokwahlulelwa futhi udlulisele phambili udaba lwakho."
UDaniel Carey wathi wazizwa edlula emkhathini phose ihola. Wathi wafika phakathi kwendawo, khona kwaba lokukhanya. Wathi esiya phambili kwakhanya ngamandla khulu, kwakuphindwe ngamakhulu, kuphindwe ngezinkulungwane ukukhazimula ukwedlula lokho ila elake lakukhanyisa. Futhi wathi wayequqa equqa. Futhi wathi lapho esefike phakathi kwalokho kukhanya, wezwa ilizwi lisithi, "Wawuphelele emhlabeni na? Liphuma phakathi kokukhanya." Wathi, "Hatshi, ngangingaphelela." Waqala ukuqhuqa. Wathi, "Wawuphatha abantu bonke ngokuthembeka sonke isikhathi." Wathi, "Hatshi." Wathi, "Izinto ezimbalwa zeza engqondweni yami, zona engangingathembekalanga kangako ngazo." Wathi, "Hatshi, ngiyacabanga, ngangingathembakalanga." Wathi, "Wawukhuluma iqiniso kuyo yonke indaba empilweni yakho na?" Wathi, "Hatshi, ngiyakhumbula ezinye izinto engazikhulumayo ezazingesizo eziqondakala, ezazingaqondakali, ngangingaqinisekanga khona sibili." Wathi, "Ngakho-ke, wake wathatha loba yini eyayingesiyo yakho, loba yini imali layini eyayingesiyo yakho na?" Wathi, "Wacabanga emhlabeni ukuthi sibili
wayelungile kodwa walahlwa wathi hatshi hatshi ngathatha izinto ezazingeyisizo zami wathi ngakho-ke wena wawungaphelelanga wathi hatshi ngangingaphelelanga wathi wayekhangelele yiloba yiwuphi umzuzu omdumo ukuthi uze suka kulokhu kukhanya okukhulu lapho ijuba elalihlezi khona ulahliwe wathi khonapho wezwa ilizwi ngemva kwakhe elalilihle kulelikaloba nguwuphi umama ake walizwa wathi kwajibilika wakhangela futhi ubuso obuhle owake wawubona bubuhle ukwedlula loba yiwuphi ubuso bukamama babumi phambi kwakhe futhi wathi baba uDaniel Carey wangimela phansi emhlabeni kuliqiniso wayengaphelelanga kodwa wangimela emhlabeni kathesi ngiza kumela ezulwini thatha zonke izono zakhe futhi uzibeke phezu kwe-akhawunti yami ngubani oza kumela ngalolo suku mfowethu uma umdabukisa umsusa kuwe namhlanje na kangisakwanisi ukube ngisatshumayela ngasikhothamiseni amakhanda ethu nkulunkulu othandekayo wundlu elithandekayo elifa elimnene ngithobekile ngizehlisile izinyoni zazile zidleke namakhanka ayelomlindi kodwa awuzange ube layo indawo futhi kodwa-ke inkosi yenkazimulo lapho wena uzalwa babengela ziqoko zokugqokisa oh nkulunkulu ziza nginceda ngani iziqoko zami khona-ke ziza nginceda ngani izimota zami umuzi omuhle uzanceda ngani kuzanceda ngani ngalolo suku wawungela mngani kungela oyedwa owayefisa ukuba ngumngane kuwe kungela oyedwa owayekhangeleka efuna ukukunika isandla sosizo wathi ngalolo suku uza kuthi ngangilambile ngalizange lingiphe ukudla nganginqunu ngalizange lingigqokise konke okuhle esilakho kuzancedani ngalolo suku nkosi masikumele wena ukuze kuthi lapho lelo hola lisiza futhi singena ebukhoneni bakhe umnini mandla wonke uma khona ndawo yonke uma onkulunkulu lapho sisizwa lelo juba kanye lempiko zayo zelulwe emuva kulokho kukhanya okukhulu kuzakhanyiswa ilaphakade yonke lapho uhlala ekukhanyeni lapho ngimele ngime lapho ngedwa umfowethu kasekho umalisi wami kasekho umama wami kasekho ubaba wami kasekho umkami kasekho abantwana bami abasekho oh nkulunkulu kuyini engizakwenza khona-ke nkosi kuyini engizakwenza khona-ke futhi lokhu kungaba ilanga lingakatshoni lobo busuku kodwa kuyini engizakwenza kuyini engingakwenza oh kristu ngiza kumela kathesi ngizathatha ukhetho lwami namuhla ngizachiya konke ukukhuluma kwami ngabanye abantu ngizachiya lonke ulaka lwami ngizachiya konke ukwahluka kwami ngizachiya yonke into ngigunde nkosi thatha konke engilayo ngithathe nje nkosi ngifuna ukuma endaweni yakho funa ukugunda ngifuna konke ukuminamina konke ukuzigqaja konke ukunganakakeli konke nje kukhitshwe kimi khona-ke ngifuna ukumela njengewundlu eligundiweyo ngifuna ukuthiya zonke izintokozo zalokhu abakubiza ngokuthi intokozo zempilo yonke imidanso yonke imidlalo zonke izigqoko ezindala eziyinhlamba ukuzicomba isipendamlomo ukupholisha inzipho konke lokho ukunganakakeli okukhangeleka njengomhlaba wathi ungenzi ngitho njengomhlaba ungahambisani ngitho lomhlaba phuma phakathi kwabo oh nkulunkulu ngisize nkosi ngigunde lamhla ngithathe njengewundlu futhi ungenze ngibe yisimungulu ngingavuli umlomo wami ngingatsho lutho ngakho ngime nje futhi ngigundwe oh nkulunkulu kumahluko bani okuwenza ngiyakhumbula lapho ungigunda kanye wathatha umkami umntanami ubabami futhi lo mfowethu wangigunda ngokuhlanzekileyo kukanti enhliziyweni yami ngazi ukuthi ngiyakuthanda ungibusise kanjani ube muhle kanjani konke lokho engiyikho konke lokhu engingaba yikho, konke lokhu engizakuba yikho, nguwe Nkulunkulu, kunguwe. Ngiyavuma ububi bami, ngiyavuma konke esengake ngakwenza kumbe ngakucabanga, ngigunde nje Nkosi, ngifuna ukuba liwundlu lakho. Hatshi lokho kuphela Nkosi, kodwa thatha wonke umuntu lapha lokhu kusa, yonke imvu, futhi lalabo abangafuna ukuba yimvu bagunde bonke lokho kusa Nkosi. Beka inyawo zabo esitokisini sevangeli, makuthi umoya ongcwele ubakhokhele ekuphendukeni khona manje, nje bazi ukuthi bebengelandaba kuNkulunkulu. Futhi makuthi agunde konke ukunganakakeli, konke umhlaba, futhi lazo zonke izinto zomhlaba, kugunde khona konke lokho kusa Nkosi, ukuthi sime siqandelelwa futhi thule phambi kwakho njengamaKristu azelwe kutsha, siphe khona Nkosi. Ngiyakuthanda funa ukuhamba kungenani kumbe umkhathi uyachisa kumbeni ngizwa ngifuna kumbe hatshi, ngifuna ukuhamba, ngifuna ukumela ngoba ngifuna umele indaba yami ngalolo suku. Uthi awu wangimela kathesi, ngiza kumela. Oh Nkulunkulu, siphe khona lamuhla, futhi lapho ikhanda lonke likhothansiwe, futhi lenhliziyo yonke ikhothansiwe, angazi lokho kusa, nxa kungaba khona nje omunye umuntu lapha onanzelela ukuthi uzamile ukuba lendlela yakho, wenze lezi zinto obungamelanga uzenze, futhi uzwa nje lokho kusa, ungathanda ukuba inkosi ikugunde nje, futhi uthi ikwenze kube liwundlu uqobo, ungaphakamisa isandla sakho. UNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise mfowethu. Omunye umuntu othi ngigunde Nkosi, ngimile, ngiyimvu, angiyikuvula ngithi umlomo wami, ngifuna nje uqume wonke umhlaba ube kude lami. UNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise mfanyana, uNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise dade, ngigunde Nkosi. Dade kethi, futhi uNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise dadewethu, ngigunde kathesi Nkosi, ngifuna zonke izinto zomhlaba, ngifuna ukumela lokho kusa, ngifuna ukuma njengewundlu eligundiweyo, ngifuna zonke izinto zomhlaba ziqunywe kimi, ngifuna ukuba ngowakho futhi wena ube ngowami. Ungangamukela na Nkosi lapho ngiphakamisa isandla sami kuwe? uNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise nomzana, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise nomzana, uNkulunkulu akubusise nomzana, uNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise nina. Ngiyasibona isakho, uNkulunkulu akubusise mfo wami, uNkulunkulu akubusise nina elincane, lokho kuhle. Ngifuna uNkulunkulu athathe konke kusuke kini, lokho nje okungekho njengaye, loba yiziphi injongo zobumina mina engilazo, ukunganakakeli engilakho, ngifuna angigunde yonke indlela lokho kusa. Ngifuna uNkulunkulu athathe konke kusuke kimi, lokho nje okungekho njengaye, loba yiziphi injongo zobumina mina engilazo, ukunganakakeli engilakho, ngifuna agunde yonke indlela lokhu kusa. Ngifuna ukuba njengaye, kangila ndaba kumbe ngamalungelo kumbe kayisiyo, kangila malungelo, ngilelungelo lilodwa, futhi ikuthi buya kuye, thatha konke okunye. Kungaba lesoni lapha esingakazi sivume uKristu lakanye, esingakazi sisindiswe, futhi ufuna ukukhunjulwa kulomkhuleko lokho kusa, ungaphakamisa isandla sakho mngane oyisoka, uNkulunkulu akubusise. Omunye njalo phakamisa isandla sakho uthi, ikhumbule mfowethu Branham, kangisuyo umKristu, futhi kangazi nje isikhathi bani engumele ngihlangane loNkulunkulu, futhi ngifuna ukukhunjulwa khona kathesi elizwini lomkhuleko lapho uvala. Awu, ungaphakamisa isandla sakho ukuze ngikukhulekele. Yena uyabona. uNkulunkulu akubusise nina elincinyane, uNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise nomzana. Omunye futhi ngifuna ukuba, ngifuna mangaki lapha abahlehlele muva? Oh, uthi angeke ngikuvume lokho mfowethu Branham, kodwa khangela nxa lelo juba lobunene selisukile kuwe mfowethu, kulento engalunganga, kulento engalunganga, lapho lingabekezelelani, lapho ungaxoleli wonke umuntu uvela ekujuleni kwenhliziyo yakho, kungelani lokuthi benzeni kumbe batheni, nxa ungabaxoleli kuvela kokujulileyo. uJesu wathi, nxa ungaxoleli wonke umuntu izimpambeko zakhe enhliziyweni yakho, loyihle oyisazulwini kakuthetheleli. Manje aluba-ke lumkhathi otshisayo aluba ke uNkulunkulu engakubiza lamuhla lapho kusase lomthombo ovulekileyo ibandla elilungileyo umoya ongcwele ehlezi lapha ekucineni kwegebhulu yalesi sakhiwo elungele ukwehla khona phansi futhi abuyele enhlizweni yakho futhi akwenze uthambe futhi ube lokuthula. Yenzeni mfowethu Branham, woba liwundlu nje. Umoya ongcwele uzakwehla khona phansi lapho usiba liwundlu. Kodwa nqa kulezinjongo ezini amacebo amabi ufuna ukuba lendlela yakho futhi ungathandi ukuyichiya khona ke umoya ongcwele kawusoze ubuhu. Manje silamakhanda ethu ekhothanisini angazi nqa omunye wenu ophakamise isandla sakhe. Manje uJesu wathi lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ule mpilo engapheliyo ngasoze aze ekuwahlulelweni kodwa usedlulile ekufeni waya ekuphileni uJohane ongcwele 5:24. Kodwa manje nxa ungathanda ukubuya elathini uguqe phansi lapha ngasikhulekeni ndawonye kuze kuthi lo othambileyo umuzwa olokuthula owake waba lawo kumbe ongathanda ukuba lawo uze kuwe futhi. Lapho sisakhothamisa amakhanda ethu lapho sihlabela kukhona umthombo ogcwele igazi ngifuna wena ubuye uguqe phansi futhi ukhuleke. Wonke umuntu manje ofuna ukubuya guqa lapha phansi esibambelelweni selathi futhi ikhuleke okwesikhatshana. Kukhona umthombo ogcwele ngegazi elimunywe emathanjeni ka Emmanuel lezo zicwiliswe ngapha uNkulunkulu akubusise nina buya phezulu lapha futhi uguqe phansi lahlekelwe lamakhanda enu ekhothansiwe lapho ngithemba likwenzile enhlizweni yenu. Uyazi ukuthi ngubani ophutha phakathi komkhandlu wezihlalo lokhu kuze kumele kulithele inhloni. Owesifazana onsulu into edubekayo inqagala ezivuvukileyo inwele ezimpungu esiza elathini. Lapha ngesinye isikhathi esedlulayo indoda endala esundu yasindiswa ngezikhathi zobuqini wahamba futhi lapho esindisiwe watshela ubhasi wakhe ukuthi wayesekhululekile wathi usunjani wathi sengikhululekile ngakho wasemenza wakhululeka. Nanti elinye iqembu labantu lisiza phansi ekusindisweni lokhu kusa wathi yena usekhululekile wonke umuntu esekhulekweni futhi ukhuleka kakhulu nxa ufuna. Lapho umoya ongcwele esebenza labantu abenza izinqumo wathi Mose uthe ukhululekile wathi yebo numzane phansi sengikhululekile wathi nxa usukhululekile khona ke sengiza kwenza ukhululeke futhi hamba uyetshumayela ivangeli. Lapho eselungele ukufa abanengi babazalwane bakhe abamhlophe babuya ukuzombona futhi lapho sebekwenzile wathi bacabanga ukuthi wabanjwa isihlwathi. Lapho evuka wathi bengicabanga ukuthi ngangisekho. uNkulunkulu akubusise mfowethu guqa khona phansi nje lapho wathi ngacabanga ukuthi ngase ngihambile. Bathi kuyini okubonileyo Mose wathi lapho ngingena esangweni ngambona wathi ngangimile ngimkhangele futhi wathi kwakulengilosi eyezayo futhi yathi woza Mose tshumayele ivangeli iminyaka emnene kulesambatho lomqele okukulindeleyo wathi lingakhulumi kimi ngesambatho futhi lomqele ngangifuna isambatho lomqele ngifuna nje ukumkhangela ngicabanga yikho ukukhangelela kwaloba yiwuphi umkristu. Lapha kwesinye isikhathi esedluleyo khonale phezulu phandle kwechicago ngangise ndlini yemidlalo endlini yokubukiswa kwezinto zakudala bengizama ukutsho futhi ngangithalaza yonke indawo phakathi lapho ngabona umnigro mdala indingiliza yenwele ezimhlophe ezincinyane ekhanda lakhe ehamba lapho kanye lengwane yakhe esandleni sakhe. Ngamkhangela wakhangela phezu kwendawo encinyane futhi weqele emuva futhi inyembezi zaqala ukwehla phansi ezihlathini zakhe ezimnyama ezigugileyo waqala ukukhuleka. Ngamkhangela okwesikhatshana wakhangela phezulu njalo waqala ukukhala njalo ngase ngisiya kuye futhi ngathi mnumzane wathi yebo mngane omhlobo ngathi ngiyabona uya kuyini okukuphaphathela isileyo kangako kwini ophaphatheke ngakho wathi mnumzana nga ungezwe icele lami ngilamathuthuva ohlangothini lwami wathi ngake ngaba isiqili wathi kulikheje encane yengilazi lapho leso isiqoko esilaliswe lapho ngathi ngiyabona isiqoko kodwa kuyini okumangalisayo ngalokho wathi lelo chatha lapho wathi ligazi lika-Abraham Lincoln wathi lelo gazi lakhupha ibhanti lobuqili kimi wathi manje ndoda emhlophe ngakungeke kukuphaphathekise lawe ngamgona ngengalo zami entanyeni yakhe endala ngathi uNkulunkulu akubusise mfowethu ngiyazi elinye igazi elingiphaphathekisayo wathi ngiyalazi lelo gazi lami mnumzana ngathi wakhupha ibhanti lobuqili kimi kwesinye isikhathi ngangiphuma phande ngesonto futhi ngenze umjaho futhi ngiqubeke ngisiya futhi ngikhulume insomo ezingcolileyo futhi oNkulunkulu ngakwenza njani lokhe kusasela manxeba phansi enhlizweni yami lapho engakwenza khona kodwa ngiyathokoza wasusa ibhanti kimi ngakusekho konke kathesi wema endaweni yami lapha ngesinye isikhathi esedluleyo ngikhangele owesifazane futhi yena wayeyinhlamba ngangifuna ukumcala uNkulunkulu wangipha umbono ngamkhulekela khona-ke ngoba ngabona ukuthi izono zami zazi inkulu nje njengezakhe futhi ngaya lapho futhi ngahlala phansi ngaseceleni kwakhe futhi ngamyangisa ngamtshela ukuthi ngingumthumayeli nabangani bakhe besifana ababili wayephosela amachumi ayisithupha lanhlanu kumbe amachumi ayisikhombisa abangane bakhe besifana ababili baguqa phansi khona lapha futhi bonke banikela inhliziyo zabo kuKristu omina bo kwakungumehluko bani ngawungeke na sowawona nje kangako lokhu kusa inhliziyo yakho isibe mnyama futhi yaba lomsizi kuze kuthi loba umoya ongcwele angeke ayithinte mhlawumbe ijuba seliziphaphela naphakade selihambile okwanini lanini uNkulunkulu akubusise sithando inkazana encinyane isiza phezulu uNkulunkulu akubusise sithando uthi leyo inkazana encinyane kayazi oh yebo yena uyazi akabali nje amagazini futhi le ndaba zothando ezindala njengani likwenzile yikho okuluhlupho usasebuthakathaka uJesu wathi umelane abantwana abancinyane beze kimi omunye engathanda ukubuya abe lathi lokhu kuzo ilathi livuliwe isinye isikhatshana nje khona-ke lapho sihlabela futhi njalo ngakho sizanikeza umkhuleko lapho lezi zoni ezisolayo zikhuleka isela elifayo lathokoza ukubona lowo mthombo sibili yonke into yayisihambile leyo nsizwa edubekayo yayisiphelile futhi lapho mina loba ngimubi njengaye ngawungeke ubuye phezulu kathesi ngawungeke ubuye phezulu wenu owazingcono ibhayibhili lathi nxa usazi ukwenza okuhle futhi ungakwenzi kuwe kwedlula isono ngawungeke ubuye uyazi uphambukile phendla indlela yakho futhi uguqe elathini futhi utshele uNkulunkulu uyaxolisa ngendlela omphathe ngayo vumela umoya ongcwele aphenduke futhi akwenze ube mnene njalo uthambe futhi uthule njalo ngawungeke na khumbula nxa usifa futhi esehambile wasuka kuwe kuyabe kungasela muntu okumela udaba lwakho ufuna ukuthi umele lokho kusa uNkulunkulu akubusise mfowethu silindele kuyikho lokho na abalithumi lanhlanu nje ebandleni labo abezwayo sibili ukuthi balahliwe uphilile yini impilo elokuthula emnene ethambileyo impilo ethuleyo manje lokho kuqondiswa ngumoya ongcwele uyaqolela awulazitha uphila udlule ngaphezu kokulahlwa kwezulu awuphili njengamayedeni uphila okwahlukileyo impilo yakho ilinganiswe ngokwahlukileyo umoya ongcwele othambileyo ehlezi esihlalweni senhliziyo yakho ekwenza uphile ngokuthula futhi uthule futhi uthanda ebantwini bonke omakhelwane bakho labo bonke bayazi futhi bonke ohambisana la bayazi ukuthi ungothambileyo othuleyo omnene umkristu othobekileyo ijuba likaNkulunkulu likanye lawo uleqiniso na le kungaba lithuba lakho lokugcina kulungile futhi ke kini lapha elathi uNkulunkulu alibusise ngawuye kwahlulelwa kathesi umoya ongcwele ulethe kwahlulelwa kuwe futhi kawuzange uzame ukubamba amalungelo akho uthi oh ngibe ngumkristu okwesikhathi eside kakudingi ukuba ngihambe abanye benu ngokokuqala ukuba elathi ngingahlala ngiyisoli ngangifuna lawo ngamalungelo ami yebo kunjalo ulokhu uzikhethela ungenza loba ngayiphi indlela ofuna ngayo kodwa ulahle amalungelo akho lokhu kusa uthi baza kuthini mina ngifakaza isikristu futhi ke ngisiya elathini baza kuthini kodwa uNkulunkulu uthi uthe ubuye futhi ukwenzile manje ulahlile amalungelo akho uze ekubeni lo moya ongcwele othambileyo ukuthatha indawo yakhe enhlizweni yakho lamuhla ngiyazi uzakwenza ngiyazi uzakwenza wakuthembisa ukuthi uzakwenza lapho awungeke ukwenqabele nje awungeke wenqabe ekubuyeni uyakuncenga ekhaya wafa futhi layo yonke into endaweni yokuza kuyo efuna ukubuya kuwe futhi emaholeni akho okufa lapho ingilozi yokufa ihlezi enyaweni zombhede kulokuthi ukhangele phandle entweni esabeka futhi ukwazi ukuthi wala ukubuya kwesinye isikhathi futhi ke umphefumulo wakho wabamnyama futhi lo msisi ungasela esinye isikhathi kungelani ukuthi ukhala kanzima okunganani u-Isa wona weqa isono sakhe somsa usuku lwakhe lomsa bengisithi futhi kazange athole ithuba wakhala kabuhlungu ezama ukuthola indawo yokukulungisa kodwa kazange akwenze uNkulunkulu wambiza okokucina kodwa uyalahla konke amalungelo akho labangane bakho futhi lemizwa yakho yonke layo yonke into lokhu kusa ukuza lapha ulahla amalungelo akho ukuguqa phansi lapha futhi ukhulume kuNkulunkulu ngiyakutshela ngelizwi lenkosi ukuthi uKristu wathi lo oza kimi angisoze ngimlahlele phandle manje lapha usase lapha elathini phenduka umtshele ukuthi ulusizi wenze lokho okwenzileyo yiyo indaba abantu bengamkeli umoya oyingcwele lapho bebhaphathizwa ngabaphenduki ngokugcweleyo uNkulunkulu uzama ukubanika umoya ongcwele ukufuna umnene futhi uthambile njalo uthule yiso isizathu uphakama kanye nalobo buminamina enhlizweni yakho oh ungasukuma umemeze khuluma ngendimi kumbe okunye lokho kungeke kukwenze ube lo moya ongcwele kumele usukume lapho ungumuntu oguqukile kumele usukume lapho uthambile uthule futhi umnene uthobekile nomoya kaNkulunkulu uhlala kanye lawe nyaka olandelayo khangela emuva endleleni futhi ubone ukuthi uhambe okunganani bona uyakhula isikhathi sonke yiwo umoya ongcwele umoya ongcwele luthando intokozo ukuthula isineke ubunene ukuthamba ukubekezela ukholo manje phenduka nje futhi utshele uNkulunkulu ufuna lokho khona kathesi uza kwenza nkazana encane wena lapho sithando yenza into efanayo busiswa umamakho emile lezandla zakhe phezu kwakho ludade omdala onsundu lapho ekhotheme elathini ngabe udle amaqebelengwane lamagwadla ngabe uhlala emkodweni kukho konke engikwaziyo dade wethu uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho kule ndlu yobukhosi oyilungiselelweyo enkazimulweni lokhu kusa kunjalo khangela usehla elathini ukuthi ubone imina sezisiba mhlophe owesifazana omutsha kanye lekhanda lakhe liphansi owesifazana olenwele ezimhlophe sigcwele ikhanda lonke uNkulunkulu ngibona indoda iguqile abanye abachiyeneyo lapha phendukani nje mtsheleni ukuthi liyaxolisa mtshele ukuthi kawusoze uphinde ukwenze futhi ngomsa wakhe uzachiya ukwahluka kwakho kulungiswe kusukela lamhla kusiya ufuna ukuthamba futhi uthule ufuna ukuthobeka futhi uye lapho akukhokhela khona lapho abantu bekhuluma ulutho kungelani ukuthi ikhangeleka ilunge kanjani uza kulahla amalungelo akho okukhuluma ngomakhelwane wakho uzakhuluma ngoJesu uzakwenza into efaneleyo nje awusoze uphume njengombulali awusoze uphume useqela phezu kwaba ngelaca kodwa uyabona lokhu utshengiselwa kobuqawe bama Kristu aqo futhi buna ukuba njengabo awudingi ukutshela umuntu ukuthi ungumKristu nga unguye bayakubona nje futhi babekwazi lapho ukhuluma wena uPauliwe ngaphakathi langaphandle manje lapho uthoba inhliziyo yakho penduka kathesi tshela uNkulunkulu ulusizi wena usoze uphinde ukwenze njalo ulenhloni ngoyikho indlela owenza ngayo futhi khona ke ngiza kukhulekela futhi ngiyakholwa khona ukuthula kuza vele hlala enhlizweni yakho uthula nje okunje ngomfula kuzabuya ugeleza usehlele emphefumulweni wakho ngabe ungamemesi ngabe ungakhulumi ngendimi ngabe ungeqi phezulu laphansi kodwa uzasuka elathi lento phakathi kwakho enye into kuwe eza kuxilisa esiphambanweni esidala ingqelapho kuphela uphile manje khuleka njengoba senza vuma baba wethu osezulwini izidalwa ezingafanelanga le etshisayo indlu ejulukisa izithukuthuku lokhu kusa ibhokisi lezithukuthuku kodwa uNkulunkulu wasiginqela umoya ongcwele wehla phansi wavumisa abantu ukuthi baphambukile bebesona imimoya yabo ibilobuqulo bese lobutha abathanda indaba zabantu osiyazi konke bengafuni ukuphendula bengafuni ukuxolela abantu abenze izinto bemelana labo bo bebengafuni ukukwenza kodwa lamuhla umoya ongcwele uthethe ilizwi likaNkulunkulu walibeka phakathi enhlizweni zabo ezithambileyo futhi wathi manje uyafuna na ukubuyela lapho okade ukhona okokuqala usiza elathi penduka lapho umuntu wonke uthanda umuntu wonke futhi ungithanda ngothando olungafiki ngakho sukuma nje futhi uze elathini bakwenzile Nkosi manje ngiyakhuleka kathesi ukuthi ngcelisa imicabango yabo Nkosi ngcelisa inhliziyo zabo benze bathambe futhi babe lokuthula mabaphakame kuleli lathi kathesi emva kokuba sebephendukile benikela impilo zabo kuwe babuyele emakhaya abo kungenani loba yini enzakalayo nga indoda icaphuka kumbe umfazi ecaphuke kumbe umakhelwane ecaphukile kumbe omunye umuntu osebenza laye kumbe ohambisana kanye laye ngizathamba nje njengejuba phezu kwakho konke impindiselo yakho ingeyakho ngizabhatala itsho iNkosi sikufumene kanjani ukuba kunjalo Nkosi mana nje uthu thambi bona uNkulunkulu ethatha sehla khona phansi ewundlini layo qiniso sibili umalusi olungile uyanikela impilo yakhe esenzela zo wehla phansi ezindlini zakhe futhi uzazihola maye kuye lo oziphambanisayo maye kuye lo otsho ilizwi elilodwa emelana la wathi kwakungaba ngcono ukuthi ilitshe lokucula lalengiswa entanyeni yakho futhi galuliswe ekujuleni kolwandle ingilosi zabo zihlezi zibheke ubuso bukababa wami lo osizulwini bona oh uNkulunkulu sifuna njengalokhu likwenza kubo likwenzela kini ngakho uNkulunkulu ngifuna ukuba ngithambe ngiyazibeka ngokwami elathi lami lokhu kusa hathi lokhu kusa kodwa konke ukusa futhi lansuku zonke funa ukuba ngothuleyo futhi ngithambe futhi njengoJesu siphe khona baba sisize ukuba njalo kathesi kumele amagagasi angelaka kulinganiswa othando agiqike phezulu komphefumulo yethu ukuthula 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 kumangalisayo kusehla phansi kuvela kubaba phezulu ngalikuzwa khona kathesi enhlizweni zenu phezu ngomoya wami nini la nini haleluya haleluya ukuthula ukuthula okumangalisayo udathu kethi uthi tjela lonke ibandla uqalekile la kodwa wenza ipiano ibe lilathi lakhe njengoba ilathi ipiano liyilathi lakhe uthetshela ibandla lingikhulekele lapho ehlezi lapha kuthi inyembezi zisehla phansi emaglazini akhe. Pulpit leyi lilathi lami, ngiphendukile lami, ibhayibheli lami limanzi. Ukuthula, ukuthula kukaNkulunkulu. Ukusehla phansi kuvela kubaba phezulu. Oh, hallelujah. Phezulu komoya wami nini lanini. Nkulunkulu, nxa ngonele loba ngubani, ngikonele, ususe Nkosi, susa isono, kude le bandla lami elincinyane lokhu kusa. Bangaki abezwa nje ukuthi uNkulunkulu uselithethelele futhi lejuba lokuthula lihlezi enhliziyweni yakho, njalo uphaphe wabuya nje kathesi wathatha indawo yakhe. Umoya ongcwele phendukile nje wathi, mntanami, bengifuna ukukuthanda isikhathi sonke, ubungangivumeli nje ukuthi ngikwenze. Angeke ngihlale kanye nomoya wakho wobumina mina wakudala, kodwa kathesi ngoba usuthile sengiphendukile enhliziyweni yakho lokho kusa. Bangaki abezwa ngaleyo ndlela? Phakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho. Lokho kuhle ngakulo lonke ilathi. Oh, lokho kuhle. Bangaki kubalaleli abezwa ngaleyo ndlela? Phakamisa isandla sakho. Oh,
our heavenly father, we thank thee.
Baba wethu osizulwini, siyakubonga ngalesi sikhathi sokuthambileyo, ukuzinikela njengokuthatha i-aphula esandleni, ulibucuze, ulihluzule, lize libe buthakathaka, libe buthakathaka okokuthi umntwana omncane engahlala phansi futhi alidle. Yiyo indlela esifuna zibe yikho inhliziyo zethu, Nkosi. Ithathe esandleni sakho esilamanxeba esibhikile, ihluzule yona nje. Usithi, mntanami, kawuboni ukuthi ungilimazile. Ungilimazile lapho sehluleka ukuzibamba kanjalo. Ubungilimaza. Oh, nhliziyo yami, iyakophela, mntwana. Lapho ngibona usenza izinto ezinje lezinje, kodwa kathesi njengoba sengile nhliziyo yakho esandleni sami, ngifuna ukuyenza ibe mnene sibili. Ngifuna ukuyenza ukuze ngiyisebenzise futhi ngihlale phakathi kwayo. Ngifuna ukuphapha, phenduke ogatsheni lokhu kusa. Ngifuna ukuphapha, ngibuyele futhi ngihlale, ngenze ukuhlala kwami kanye lawe siphe khona, Nkulunkulu. Siyakuthanda, siphe khona ngokwenkazimulo yakho. Siyacela ebizweni likaJesu. Ukuba njengoJesu, ugu ngalithandi na ukukhonza njengalokhu. Oh, umphefumulo wami uyageza nje emhlabeni ngi ukumbona esehla phansi, kuba khonzi njengalokhu. Inhliziyo yakho izwa ithambile sibili, inhliziyo yami ichaya ngokuphangisa nje. Uhambo usuka emhlabeni usiya enkazimulweni, ngicela kuphela ukufana naye. Ungaphakamisa isandla sakho lapho sihlabela ukuba njengo Jesu. Ugu jo uyafuna ukubuya phezulu futhi ukhuleke lokho kusa fowethu. Unkulunkulu akubusise, utholele indawo lapho elathini fowethu. Jo, uNkulunkulu akubusise. Uhambo suka emhlabeni usiya enkazimulweni, ngiyacela kuphela ukuba njengayo. Ngiyakwazi kuyachisa mngani, ngiyakwazi kunjalo, kodwa ngithemba lizwa njengalokhu enguzwayo. Oh, ngizwa nje njengokuthi ngingaphapha nje ngihamba.
How loving he is. What could I do? Where would I go?
Thanda kanjani yena? Ngingenzani? Ngingaya ngapi? Oh Nkulunkulu. Ngiya ngapi? Ngiqonde ngapi? Kuyini okuya kuba yikho? Kungapi lapho engizabe sengikhona iminyaka elikhulu kusukusela kathesi? Phoke ngabe ngingelaye kungapi? Kungapi okulesinye isiphephelo? Sugela estebelen sase Bethlehema weza isihambi emhlabeni ngilangazelela ukuba njengaye kulolonke uhambo lwempilo usukela emhlabeni kusiya enkazimulweni. Ngicela kuphela ukuba nje nga ye sonke ndawonye kathesi ukuba njengo Jesu udumo kuNkulunkulu. Yebo Nkosi, yebo Nkosi, hathi umhlaba njengawo ukuba njengaye kulolonke uhambo lwempilo kusukela emhlabeni kusiya enkazimulweni. Ngicela kuphela lisase lamakhanda enu ekhotheni. Ngizalibuza enye into. Omunye umuntu phakathi lapha uzondisa umoya ongcwele, omunye umuntu ubiziwe. Ngikhuluma ebizweni lenkosi uJesu njengomprofeti wakhe. Ngiyezwa inhliziyo yakhe ilimele phandle lapha. Omunye umuntu kamlalela bekufanele ebuyile, awungeke ubuye kathesi. Kulo lonke uhambo lwempilo kusukela. Yebo dadewethu, kodwa kulabanye abaningi ngaphandle kwakho. Udumo. Ngicela kuphela ukuba njengaye, ukuba njengo Jesu nje. Yiso sonke isifiso sayo. Ngimnene futhi ngimncane, ngizithobile ukuba njengaye emhlabeni. Ni awungeke ubuye lapha kathesi. uNkulunkulu ufuna ukubona lisiza kulenani elithile le. Kulo lonke bengikwazi ukuthi liyabuya. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Yikho lokho, yikho lokho. Ngikhangele phandle kulombuthano futhi elibi kakhulu, ithunzi elimnyama yilengele lapho engingakazi ngilibone. Moya ongcwele ulapha kathesi, phezu kwami khona kathesi, ukudabukisa umoya ongcwele ukuba njengo Jesu. Wenzani? Waya lapho ubaba akhokhela khona. uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise mfowethu. Lokho yikho, buyani khona phezulu futhi uguqe phansi emhlabeni. Ngiyalangazelela manje sokuyisikhathi sokuvuma kwakudala, ukuqondisa, ulungisisa. Wozani. Lokhu engisizwa kulabaningi phakathi lapho. uNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise nina, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Lokho yikho, umoya ongcwele uhlezi eqondile kokuphela. Wozani. Lokho yikho, siphumeleni libuye yena ukuba njengo Jesu, ukuba
njengo yebo uJesu emhlabeni ni
oh mina bo lokho yikho iyo indlela gcwalisana umkhandlu phumani futhi likhuleke ehambweni lwempilo sukela emhlabeni kusiya enkazimulweni phenduka nje tshela uNkulunkulu ukuthi ulusisi yikho konke ukufanele ukwenze ukuba njengaye ngeke liqhubeke lisiza kathesi uku lokho yikho dabula nje likhuleke uyanini phezulu lapho
ukuba njengo uzakwenzani ngubani ozakumela mhlawumbe lobu busuku ngubani ozakumela lapho ukufa kusiza ngomkhono wakho
kungelani ukuthi wenzeni umoya ongcwele uhlezi khona lapho duzane lawe nguye ofuna ukuthi ubuye kulo lonke uhambo lwempilo usukela emhlabeni kusiya enkazimulweni phenduka nje uthi uNkulunkulu ngilusizi ngingeke ngafuna ukukwenza lokho awungeke ungimele nxa ngingakumeli kathesi futhi ngifuna ungimele futhi ngiyakumela kusukela lamuhla kusiya ngizakuphila njengalokho umKristu efanele ngizakutshintsha indlela zami ngizakuthamba futhi ngithule ngizakuyeka bonke benze ukukhuluma kwabo yonke into ngizaphila nje ngimnene futhi ngizithulele phambi kwakho kungenani ukuthi uzitsho kanganani ukuba ngumKristu ukuthi ungowaliphi ibandla lokho ngakula lutho lokwenza kanye lakho ziphumele ubuye uNkulunkulu akubusise ziphumele lapha phandle mntwana uNkulunkulu ukhulume lawe kathesi nga ungikho ukuba yinceku yakhe umoya ongcwele ukhulume kimi lokhu kuso what yenza lolo bizo labanengi phansi lapho lolu yilo usuku lesi yiso isikhathi kukhona phose abahlanu kumbe abayisithupha abanye ngemuva lapho sibili kufanele babuye kathesi khumbula mfowethu dadewethu ngikhangele khona kuwe ngibona lezo zithunzi ezimnyama zilengile phezu kwakho kungcono ubuye khona kanye ukuba njengoJesu wawufuna ukuba njengaye uthambile ulokuthula umnene uthobekile uNkulunkulu akubusise jaha uNkulunkulu akubusise baba okanye lomntwana uNkulunkulu akubusise thathe wethu uNkulunkulu akubusise mngano oyisoni lokho yikho woza khona phezulu dade ziphumele khona phandle zitholele indawo uNkulunkulu akubusise thathe wethu othandekayo ulokunenge okokubunga ngakho ulele ubotshiwe empede usifa nangu wena ulapha usehla phansi elathini uNkulunkulu akubusise inhliziyo yakho ebuthakatha umoya ongcwele ekhuluma njalo kathesi ukuphenduka khala nje kuphela kuNkulunkulu khuleka nje umkhuleko wakho nguwe owenze isono manje nguwe omele ukhuleke tshela uNkulunkulu ulusizi ngalokho okwenzileyo ungabi le ndaba ukuba ngubani oseduze lawe bothi nje uNkulunkulu ngithethele bengi ngazimiselanga ukuba njengalokho ngifuna ukuba ngithambe kangisozi ngizonde futhi lokuxabana oh uNkulunkulu oh ngikuthanda njani khona oh uNkulunkulu oh ngikuthanda njani khona baba osizulwini ngalowo munye ozisolayo uphansi elathini kathesi bekhotheme ngamadolo abo bekhuleka oh uNkulunkulu akuthi omama obaba abantwana obaba omama loba lani okunye omakhelwane amalunga ebandla amadikoni abaphathi oh uNkulunkulu kulesi isikhathi sakudala sokubunjwa sihlezi kulindlu echisayo lokhu kusa umoya ongcwele esehla khona phansi ekhuluma ukuthula oh uNkulunkulu ngifuna ukuma lolo suku ukukuzwa usithi ngokuthamba yebo wena wabuya futhi wangimela kathesi ngiza kumela ngifuna ubeke ukuthula lokho kuyo yonke inhliziyo elapha lamuhla uNkulunkulu ngokuthula futhi ngokuthamba ngifuna ukwenze lokho ngifuna ungene nje phakathi lapho kanye ngomuzwa onjalo ukuthi akusoze kubachiye futhi kusukela lolusuku kusiya makuthi amakhaya abe matsha makuthi abantu babe ngabantu abatsha makuthi yonke into ibentsha lamuhla ngoba abantu laba bazithobile ngokwabo wathi nxa abantu ababizwa ngebizo lami bengazithoba futhi bakhuleke khona-ke ngiza kuzwa ngisezulwini futhi ngiyazi uyakwenza lokhu kusa nkulunkulu futhi ngikhulekela ukuthethele kulabo abasele esihlalweni zabo labo obekufanele babuye nkulunkulu khuluma kibo futhi mabangabi lokuthula njalo futhi emhlabeni baze benze leso sinqumo nkosi ukuthi baze futhi balungise kanye lawe siphe khona nkosi busisa omunye lomunye kates makuthi umusa wakho lesihawu sakho uhlale emphefumulweni munye ngamunye lo odabukileyo futhi wakhothama kuleli bandla lokhu kusa baba nkulunkulu ngenze lokhu ekulayeni kwakho ngibabizile laba bantu sebemile wathi lo ozangifakaza phambi kwabantu yena ngizamfakazela phambi kukababa wami futhi le ngilosi ezingcwele abaningi balaba lapha bebengamakristu okweminyaka kodwa bamile lokho kusa ukufakaza izono zabo ukuthi benze okubi babe ngabangathandekiyo umoya engcwele wasusukile kibo futhi izikhathi eziningi ukuthi bebengezwa lowo muzwa othambileyo omnandi lomnene lowo abafanele ukuzwa abaningi babo bayizoni ezibuye okwakuqala kodwa baba bayawufuna lowo muzwa omangalisayo ukuthula okwedlula konke ukuzwisisa banikeze khona lolu suku nkosi nkulunkulu futhi makuthi bonke ndawonye bathandeke futhi bagcwale umoya wakho lapho besuka kulindawo lamuhla ukuya emakhaya abo ahlukeneyo ukuyaphila impilo eyahlukileyo futhi lokuba ngabantu abahlukileyo siyakucela lokho ebizweni likaKristu indawo emthonjeni kulungile wena oselathini sukuma khangela phezulu enkosini unkulunkulu thibilika futhi ixawulani izandla kanye lomuntu wonke oseduze lawe o sizahlabela wonke umuntu kathesi lapho sisima okwesikhatshana nje ngaphambi kwenkonzo yosiliso
indawo indawo yebo ikhona indawo ikhona indawo yakho emthonjeni indawo indawo yebo ikhona indawo ikhona indawo yakho emthonjeni sonke indawo yebo ikhona indawo ikhona indawo yakho emthonjeni indawo indawo yebo ikhona indawo ikhona indawo yakho emthonjeni indawo indawo yebo ikhona indawo ukhona yazi ngolunye usuku umfowethu lapho umkakho umkakho engibiza ngikhulekele wena waqonda kanye endlini futhi umoya engcwele wathi kimi ungesabi amen akakho qotho na ngiyamangalisa awu dumisani inkosi ngizwa kusithi ngimemezele ukunqoba kulungile
futhi igazi lakhe ligeza kuloko kutsho
uJesu uyasindise kulungile mfowethu Neville manje futhi mfowethu Slaughter kulakho afuna ukukutsho
Utumo. Amen. Praise God. I believe everybody has received this morning.
Glory, hallelujah.
Everybody looks
hallelujah. Hallelujah.
We are believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles on the main here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to our feet. Amen. Remember the services tonight.
Mhlawumbe ngizabe ngilapha lobu busuku lami. Yebo ngokwazi kwami ngizabe ngilapha ngaphandle ngibizwe kwenye indawo.